Lapa, uyilumathisa lumathisa kanjani? Yebo. Aha. Wena oba ulungiselele ukwacitsha. Bona ke lapho ngizanyikinya ikhanda lami kuwe kanjalo, bona. Bona. Mina bo nginyikinya ikhanda lami kuwe wena.
Brethren, we've called this meeting together here tonight.
Bazalwane, sibizela umhlangano ndawonye lapha lobu busuku okwenjongo yokwazi ukuthi lifanele lisebenze kanjani ibandla likaNkulunkulu ophilayo lelo esikholwa ukuba yingxenye yaleli bandla. Ngifuna into yokuqala, ngifuna ukuthi lokho ehambweni zami emhlabeni jikelele ngokwazi kwami leyi ngeyinye yezindawo zikamoya lapho ozwa umoya kaNkulunkulu ukwedlula loba yiyiphi enye indawo engiyaziyo. Ngangilezinye indawo ezimbili engqondweni ezazivame ukuba khona, kodwa okwamanje asikhangeleki ukuba siyazibona lezo ndawo. Enye yazo isingene enhlanganisweni futhi enye ingathi isiwile. Ngakho ngabizwa izolo futhi ngatshelwa ukuthi lonke belifuna umhlangano ukungibuza limibuzo mayelana ngemisebenzi yenu kuleli bandla, futhi yikho lokho engingakho lapha lobu busuku futhi ikuhlela ibandla kumbe ukulinika izinto engicabanga ukuthi yizo ezifanele ukwenza leli bandla liqhubeke lisiya. Bazalwane, ngileqiniso ukuthi liyakunanzelela lokho. Njengoba ngiyenzele sisitsho mayelana ngalokho, kuyindawo kamoya. Akusindawo enkulu ukwedlula zonke emhlabeni, futhi akusikho ukuba silokuhlabela okukhulu, ukuklabalala okwedlula konke, lokumemeza okwedlula konke, kumbe ukukhuluma ngendimi okwedlula konke lezinto. Lokho kayisikho. Kodwa luhlobo lomoya osebenza lapha kuleli itabhanekeli. Futhi kuze kube manje ngifuna ukuncoma lokubonga umfowethu Neville, futhi lani bazalwane lapha, abaphathi, lamadikoni, futhi umkhulu wesikolo sesonto, labo bonke ngalokho elikwenzileyo ekuncediseni ukugcina lokhu ngalindlela. Kube ngumkhuleko wami omude lesifiso selokhu ngangingumfana ukubona ibandla libekwe ohlelweni futhi lagcinwa ohlelweni.
We dedicated the church, I told you.
Manje lapho sibusisa ibandla ngalitshela ngokuya kwesikhathi kancane lento yokukhuluma ngayo kini ukuthi uhlele kanjani linto indlela okufanele iphathwe ngayo futhi laqala emva kokusuka lapha sasilabachumayeli lokunjalo. Kodwa manje umfowethu Neville esasemutsha nje phakathi kwethu wabuya phakathi kwethu. Bengicabanga ukuthi kungaba ngcono kumfowethu Neville ukuba agxile ngcono okholweni ngingakanikezi izinto ezinjengalezo esengiza kwenza manje. Kodwa manje emva kokuba sengifumene ukuthi usegxila kahle okholweni futhi ezwisisa lokho imfundiso eyikho futhi usedlale ingxenye yofakazi othembekileyo kuKristu lokubambelela kulokho esikukholwa kuba liqiniso, ngicabanga ukuthi lihola manje kungaba isikhathi esihle ukumsondelela phakathi futhi phakathi kwenu badala lezinto lapha zebandla ukuthi lingathatha izilayezo lezi futhi lizikhumbule ziyibungcono bolwazi lwami phambi kukaNkulunkulu. Futhi-ke ngikhangelele kini ukuqhuba lezi zinto ngendlela engizitsho ngayo, ngoba omunye umuntu kumele abe yinhloko lapha. Kufanele libe manje kangizami ukuba lamandla kumbe enye into kanjalo, kodwa uyabona indoda kumbe loba yini elenhloko ezimbili kiyo ayikwazi ukuthi ihambe njani. UNkulunkulu akaze abe lenhloko ezimbili ebandleni lakhe, akaze akwenze inhloko eyodwa. Wayehlezi esebenza kuso sonke isizukulwane njengoba sitadishile emibhalweni, uhlezi kulo yedwa lowo asebenza laye. Ngoba ungaba lamadoda amabili ule mibono emibili, futhi kufanele kubuye kunomphela owodwa wokucina, futhi unomphela wami yilizwi, iBhayibheli. Futhi njengomalusi lapha webandla unomphela wami yilizwi, futhi ngifuna ngiyazi lina bazalwane bethu lingani likhangela kimi ukuba ngunomphela wenu kulokho. Ingxe kuphela ngilandela uNkulunkulu njengoPawuli watsho embhalweni, lingilandele njengoba ngilandela uKristu. Futhi ke ngikhangelela lina bazalwane loba ngasiphi isikhathi elingibona ngisuka kulumbhalo ukubuya kimi ngasese lokungitshela lapho engilahleke khona. Angilandaba nqawo ngomunye wabaphathi kumbe kumbe nqawo ngumgcini webandla loba ungubani onguye. Ubotshelwe kimi njengomfowethu kuKristu okungitshela lapho engiphambuke khona ngombhalo. Ngakulombuzo asihlaleni phansi futhi siwulungisise ndawonye. Futhi yiso isizathu libuyile, ngiyathemba kimi lobu busuku lingilethe phakathi lapha kungenxa yokuthi kule mibuzo lapha ekhangeleka ilibuza engqondweni yenu ngezinto engilazo lapha. Manje khumbulani bazalwane, kangikwazi akula mabizo asayinwe kuloba yiwaphi alawa matikiti, kodwa futhi abhaliwe, futhi angeke kangikwazi ukuthi ngubani owabhalileyo, kodwa imibuzo esengqondweni yenu, futhi ngilapha ukuyiphendula ngobungcono bolwazi lwami. Futhi khumbulani, uNkulunkulu ukhangele kimi ukubona ukuthi ngiyahlala elizwini, futhi ngikhangele kini ubona ukuthi liyaqhuba ilizwi. Bona, kuleli bandla. Futhi liligcine likumoya ngokuba khumbulani wonke amandla awumbuso obumnyama kaSathane aza kuphendulelwa kini lapho liqala ukukhula enkosini. Futhi kumele libe ngamasotsha hhathi nje abasesiluhlaza, lingamasotsha asekhulile manje futhi lafundiswa ukulwa. Futhi uSathane uzabuya phakathi kwenu alibangele ukuphikisana omunye lomunye nxa engenelisa. Mlahleni masinyane, lingabazalwane, futhi yisitha, futhi silapha ukubamba isilinganiso kulesi isikhathi sokukhanya kwantambama, ukuthi lapho umhlaba ufiphazwa, futhi umbuso wonke webandla usiya kumanyano wamabandla, futhi khona masinyane bazazama ukubethelela isibonakaliso kulumnyango lapha, kuvaliwe. Futhi ke sizamele sihlangane kwezinye indawo ngoba ngeqiniso bazavala lawa mabandla ngezinye zalezi nsuku nxa singathathi uPawulu esilo. Futhi sithembele ekuhlaleni siqinisekile kuNkulunkulu ukufa kuze kusikhulele, futhi yikho lokho esijonge ukukwenza. Manje siqonde khona futhi ngizacela ukuthi nxa kungaba lesikhathi lapho loba ziphi zalezi izinto zibuzwa ukuthi lithephu ingakhaliswa phambi kwamalunga aleli ibandla, bona emihlanganweni yenu kumbe umhlangano ungakaqali, ngaphambi kokuqala komhlangano nje vulani lithephu futhi liyikhalise, futhi ibandla lapha malizwisise ukuthi amadoda lawa abotshelwe kuNkulunkulu njengesifungo sabo kuleli bandla ukuncedisa ukubamba izimiso lezi. Ingaphikisana labo futhi nxa ngingalivumela ukuliphatha khona-ke lami ngingaphikisana lani. Kufanele sibe lesisusa kwenye indawo lapho okumele kube lonomphela. Futhi okukhulu engikwaziyo ngikunika ngaphansi kukamoya ongcwele, ngimvumela abe ngunomphela wami, futhi lithephu mayibe ngunomphela wenu phezu kwaleyi imibuzo. Manje owokuqala uthi kumele lenze njani ibandla ngezikhalazo sosizo lwezemali lo okokudla lezigqoko? Kuyini okwenziwayo? Kuyini ibandla okufanele likwenze? Manje siyananzelela ukuthi ibandla lilomlando ngokwalo umalunga ethu lapha awebandla. Silomlando ngokugcweleyo mayelana ngezidingo esilazo ukubanika. Silomlando ngabethu uqobo labo abangazunguzekiyo, amalunga abuya njalo ethabanekeli, lawo abuya lapha futhi akhonzela athi silomlando kubo njengabafowethu labodade abafakaze ukuba ngamalunga ethu alumbuthano. Manje siyananzelela ukuthi kulezi gidi lobu busuku ezingelakudla ezingelazigqobo, futhi singathanda ukwenelisa ukuncedisa iqembu labo bonke ukwenza konke esingakwenelisa, kodwa ngokwemali kasingeke sikwenze lokho, asingeke sisekele umhlaba wonke, kodwa silomlando kwabethu uqobo. Futhi ngicabanga kulokho, futhi-ke nxa silaloba yini okuseleyo ukuthi lingafuna ukukunikela ebantwini abangasiwo amalunga lapha aleli bandla, into elingafuna ukuyinika kibo kufanele kwenzelwe umhlangano phakathi kwebhodi lamadikoni. Amadikoni yiwo lawo afanele ukuhlangana lalobu bunzima kumbe lolu hlupho ngingatsho, ngoba lokho eBhayibhelini lapho ukuphikisana kweza mayelana ngokudla lokugqoka lokunjalo ebhukwini lemisebenzi. Babiza abapostoli mayelana ngakho futhi bathi, hamba uzidingele sibi sakho amadoda ayisikhombisa alobufakazi obuhle labagcwele umoya ongcwele ukuze banakekele lezi zinto, ngoba sizazinikela sibi sethu njalo njalo elizwini likaNkulunkulu lasemkhulekweni. Futhi akusikho mlandu kumalusi ukukhangela phandle ukudla lokunjalo. Lokho kumele kube ngamadikoni, akusibo abaphathi kuyihofisi yamadikoni ukwenza lokhu. Futhi khona-ke lokhu kufanele kube, kumbulani eBhayibhelini, babenikela kwabakwabo amaGriki lamaJuda lapho impikiswano eyeza khona, lapho omunye wayethola okuningi kancane ukwedlula omunye. Kodwa kwakungabantu ababethengise izimpahla zabo zonke futhi bazinikela ebandleni ukuthi ligcinakale. Futhi-ke ukwehlukaniswa phakathi kwabo ngokulingeneyo. Futhi kwakunempikiswano encinyane eyaphakamayo, futhi lapho yikho esathola amadikoni ethu akuqala. Futhi leyo ngeminye yemilando yabo ikwenza lokho. Ngicabanga ukuthi njengabethu uqobo, njengabantu bethu uqobo, kufanele sibanakekele, futhi kufanele kungeniswe phakathi loba yisiphi isikhalazo ngomgcini sihlalo webhodi lamadikoni. Futhi-ke kufanele kuhlangabezwe ebhodi lamadikoni futhi abone lokho abangenelisa ukukwenza ngakho, futhi konke kwalezo zinto okuzimpahla lokudla losizo lwemali kumbe loba yini okuyikho kufanele kubuye kumadikoni. Khona-ke amadikoni lapho bekhetha ukuthi lokho abazakwenza ngakho, khona-ke kufanele kubikwe khona-ke kumgcini sikhwama ukubona ukuba umgcini sikhwama uyenelisa kulesi isikhathi ukubhadala leli nani lemali ethile kumbe ukuthenga lezi zigqoko kumbe loba yini okuyikho kulokho. Kodwa ibhodi lamadikoni kumele lihlangane kulokho, futhi kakuhambi kubaphathi kumbe kumalusi, kuyinto yamadikoni ngakho konke. Manje khona-ke umbuzo wesibili, ngabe kufanele ukukhuluma sobala kupulupithi ukuthi indimi lokuchasisa kumele kwenziwe emhlanganweni inkonzo ingakaqalisi? Lowo ngumbuzo wesibili kuleli phepha engilalo lapha okulikhadi elincinyane. Manje lokhu kungabe kumayelana lomalusi lapha, bona ngoba yena phezu kwakho, phezu kwengxenye kamoya uyinhloko yalokho. Amadikoni ngamapholisa ebandleni ukugcina uhlelo lokunakekela lezi zinto, lokondla abayanga lokunjalo. Abaphathi baphezu kwezemali lesakhiwo, yikho lokho okufanele bakukhangele. Kodwa umalusi ungaphezu kokuphathwa kwengxenye yokomoya, futhi lokhu kuza kuya kuwe, mfowethu Neville. Manje lapho esinye isikhathi esedlileyo lapho uhlelo lubekwa ibandla, ngiyakholwa ekukhulumeni ngendimi lokuchasisa lazo zonke izipho ezinhle zikamoya ezigcotshwe nguNkulunkulu ukuba sebandleni. Kodwa siphila osukwini njengalokho okwakuyikho ngesikhathi seBhayibhili, lapho amabandla manje liyananzelela uPawuli wasungula ibandla e-Efesu, ibandla le-Efesu okwakulibandla elimiswe kahle. Linanzelele yini? Siyakholwa ukuthi uPawuli futhi wakhuluma njalo sibi sakhe ukuthi wakhuluma ngendimi eziningi, futhi siyakwazi ukuthi wayelezipho zendimi, athi lezo ayezifundile, kodwa lezo ezazinikwe kuye ngokukamoya. Ngoba ukukhuluma kanjani kwabaseKorinte lapho? Futhi ukugcina isikhathi kangivuli nje eBhayibhelini lokulibalela khona, ngoba kungenza ukuhlala kwethu lapha kube kude kakhulu lobu busuku, njengoba nginyela isikhathi esiningi kakhulu. Futhi manje kodwa nje ukuze ubone ngokusobala, manje uPawuli kazange ngitsho lasikhathi sinye akhulume ebandleni lase-Efesu kumbe ebandleni laseRoma kumbe loba yiwaphi lawo amanye amabandla mayelana ngezipho zabo zikamoya, mayelana lokuzibeka ohlelweni. Kodwa wakhuluma kwabaseKorinte njalo njalo ngakho, ngoba bakwenza kwaba indaba sonke isikhathi. Futhi uPawuli wathi lapho esiza phakathi kwabo, nxa bafumana ukuthi omunye wayelolimi futhi omunye wayelehubo, futhi wabonga iNkosi ngezipho zabo zonke ezinhle lezinto ezinjengalezo, futhi nxa ungananzelela esahlukweni sokuqala kumbe esesibili sabaseKorinte, uPawuli wayewatshela esikhundleni lokho ababeyikho kuKristu ukuthi babesesikhundleni kuKristu. Khona-ke emva kokuba esebatshelile, khona-ke njengobaba waqala ukuletha uswazi phezu kwabo, futhi wathi, ngizwa kulokubangisana phakathi kwenu, futhi ngiyezwa ukuthi liyadala ukudla kwayitafuleni yenkosi. Kazange abahlubule isiKristu, futhi lani bazalwane lingakwenzi lokho. Ukuhlubula isiKristu kodwa kuyindlela abaziphatha ngayo sibisabo endlini kaNkulunkulu. Yikho lapho okukhona. Manje ngingatsho lokhu ukuthi njengoPawule wasendulo wathi ukuthi lapho lisizandawonye nxa omunye ekhuluma makuthi omunye achasise. Kungelamchasisi, khona-ke zithulele. Kodwa nxa kungaba lomchasisi, manje ngikhangele ibandla lapha futhi ngilibone likhula futhi ngibonile izipho eziningi zikamoya zisebenza phakathi kwenu. Ngeqiniso, okukodwa ngenza okokubuya kumfowethu nevayili mayelana ngelizwi elivela enkosini ukumqondisa phezu kwenye into ayeyenza. Futhi nxa inkosi umoya ongcwele ungenza umbonisi womhlambi, khona-ke kungumlandu wami ukulitshela iqiniso futhi ngilokubonga sibili kumfowethu nevayili walalela eqinisweni. Ngingakukhuluma kuphela lapho engitshela. Manje kulokhu, njengoba nginanzelele ibandla lenu likhula futhi ngalinanzelela futhi ebandleni, nansi indlela esaba lakho kuqala futhi le yindlela esikufuna ngayo njalo. Manje nxa ungakhangeli lapho ingane, into yokuqala ingane eyenzayo ikuzama ukukhuluma lapho ingeke ikhulume, bona uyabhubhudla lo msindo lo lokunjalo, kodwa ucabanga nje engamedlula ukukhuluma umtshumayeli ngaleso sikhathi. Awu, siyathola ukuthi kakusikho kuphela empilweni yenyama, kodwa siyathola ukuthi empilweni kamoya njalo ngulo omncinyane. Futhi nxa uzama ukuqondisa leyo ngane futhi uyitshaye kancinyane ngoba ithi gu futhi izama ukukhuluma, uzawona umntwana, bona, futhi uzamlimaza. Futhi kuhle kakhulu ukuyekela leyo ngane ikhule okwesikhatshana ize yenelise ngempela ukukhuluma amazwi ayo kahle. Futhi-ke ubusuyitshela ukuthi nini, hathi lapho ubaba ikhuluma kumbe lapho umama ikhuluma, kodwa lapho kuyisikhathi esifaneleyo makabe lesakhe esokukhuluma. Liyangizwisisa na? Manje limyekele akhulume lapho isikhathi sakhe sisiza esokukhuluma. Manje nxa ngake ngaba lento engameva enyameni yami phandle emhlanganweni, ngumuntu ephakama lapho ngikhuluma futhi-ke anike umbiko ngezindimi futhi ephule umoya. Ngisanda nje ukuphuma emhlanganweni eNew York, le ndawo ezehlukeneyo lapho abachumayeli abavumela lokho kuqhubeke isikhathi emva kwesikhathi, futhi akusilutho kodwa akudideka. Bona lapho uNkulunkulu esebenza emzileni owodwa umcabango, yena uza kuba ecitha injongo yakhe uqobo nxa ezama kuletha umzila womcabango kuwe ebandleni. Uzakwenza ukubizela ku-altari futhi enye into ebisingenela. Okomzekeliso njengalokhu, sihlezi etafuleni sikhuluma futhi sikhuluma ngenkosi, futhi uncane agijime etafuleni ngokuphangisa sibili asuse konke ukunakana kwesikwenzayo, futhi uyaklabalala amemeze, baba, mama, mina bo ngachaya ngahlohla eqenjini, futhi senza konke lokho lokunye. Futhi lapho sijule sibili phezu kwesifundo esingcwele. Manje yena echaya ehlohla, lokho kulungile emdlalweni webaseball, lokho kulungile, kodwa ungaphandle kwehlelo lapho engenela umbiko esikhuluma ngawo. Umyekeleni ame isikhathi sakhe size sibuye, futhi-ke asitshele lokho akwenzileyo emdlalweni webaseball. Manje yiyo into efanayo nje esiyitholayo ngezipho lamuhla. Yiso isizathu uNkulunkulu angeke athemba izipho eziningi zikamoya ngabantu abakwazi ukuthi baziphathe njani. Yikho okuluhlupho lamuhla, isizathu singela okuningi ukwedlula esikwenzayo. Futhi siyathola kulokulingisela okuningi kwezipho zikamoya, kodwa angikholwa ukuthi kunjalo lapha ebandleni lethu. Ngilokubonga ngalokho, kangikholwa ukuthi kulingisela lakancinyane. Ngiyakholwa sile zipho ezikhotho, kodwa kumele sibekwazi ukuthi siphathe njani lezo zipho. Futhi-ke lapho usiya ekwenzeni into enhle, njengokuthi wawusebenzela ubasi futhi waqala emsebenzini wakho wokuqala, futhi uyathanda ukuthatha izilayezo, khona-ke ubasi ulethemba kuwe futhi aqhubeke ekuphakamisela phezulu ehofisini ephezulu sonke isikhathi. Manje ngiyakholwa ukuthi isikhathi sesitshaye Branham Tabernacle ukwazi ukuthi ukuthatha izipho uNkulunkulu asinika zona, ukuthi uNkulunkulu angasithemba ngento enkulu kulalokho esilakho. Kodwa asingeke sihambisane, futhi uyabona umuntu ohlezi ufanele ukuba umtshele futhi yonke into. Futhi khumbula, umoya wabaprofethi ungaphansi komprofethi, utsho umbhalo. Lapho ubona indoda ukufanele uyiqondise kumbe umfazi, futhi lowo muntu uphuma phandle kohlelo, futhi-ke uyamtshela iqiniso lombhalo, khona-ke kuyatshengisa ukuthi umoya ophakathi kwabo awusiwo kaNkulunkulu. Ngoba iBhayibhili lathi umoya wabaprofethi kumbe ukuprofetha, lokho ukufakaza, ukuchumayela, ukukhuluma ngendimi kumbe loba yini okuyikho, ngoba indimi zichasisiwe isiprofetho. Ngakho singaphansi komprofethi futhi ilizwi ngumprofethi. Ngakho siyabona ukuthi kungaphandle kwehlelo, Agombe umfazi ukweqa futhi anike umbiko ungelandaba ukuthi bafuna okunganani ukukwenza lapho umchumayeli esase kuphulupiti.
Now I suggest this for the Branham Tabernacle.
Manje nginika lumcijo kuBranham Tabernacle. Ukuthi njengoba izipho zethu esizitholayo futhi silabantu abahle sibili abalezipho lapha. Manje sinye ngasinye salezo zipho ziyinkonzo. Ngokwazo. Yizipho. Njengokuchumayela isipho. Njengokusiliswa isipho. Njengezinye izinto izipho. Lezi izipho ziyinkonzo ngokwazo uqobo. Futhi umuntu ngamunye uyalayelwa ukuthi alinde kunkonzo yakhe uqobo. Ngakho ke makuthi iBranham Tabernacle iqhutshwe kanje kuthi osukwini ikakhulu usuku lolu lapho esibe lokuningi. Angifuni ukutsho lokhu kodwa ukukholwa kokuzenzisa okuningi. Asifuni ukukholwa kokuzenzisa. Akula muntu othembekileyo ofuna ukuba lokukholwa kokuzenzisa. Thina nxa singasoze singeke sibe lokuqotho. Ngasingabi lakho ngitsho lakancinyane. Ngasilinde size sithole okuqotho. Manje ngiyakholwa lina madoda lingavumelana lalokho. Asifuni lutho lokukholwa kokuzenzisa. Bazalwane, asingeke siqale phezu kokukholwa kokuzenzisa ulutho futhi sitshiyele umhlaba. Sifanele sibe lokuliqiniso lalokho okuqotho. Ngasingelakho, ngasilindeleni size sikuthole futhi ke sikhulume ulutho ngakho. Bona manje ngingathi makuthi wonke amadoda lawa labafazi abakhuluma ngendimi lokuprofetha futhi banike imibiko futhi ngiyakholwa kanye lani madoda ukuthi baqotho. Manje iBhayibheli lathi hlolani izinto zonke futhi libambelele kulokho okuhle, ngoba ngendebe ezigagasayo langezinye indimi ngiza kukhuluma kulaba bantu. Lokhu yikho ukuphumula engathi kufanele bangene kikho ngale ebhukwini lika-Isaya. Manje ngizanika lumcijo walokhu ukuthi indlu yokukhonzela ikhonze kuphela ngesipho esisodwa ngesikhathi, ngoba kulesitha khona emuva ohlelweni. Njalo ngalokho engizama ukukutsho, nxa omunye ekhuluma makuthi umoya wabaprofethi ube ngaphansi komprofethi. Ngiyakuzwisisa. Manje makuthi labo abalenkonzo emzimbeni kaKristu, kuthi manje kuyachiwo, manje makwenziwe. Yeka labo abalenkonzo emzimbeni kaKristu balinde enkonzweni yabo, ngoba yinkonzo evela kuKristu ebandleni. Kodwa alingeke lonke likhonze ngasikhathi sinye, kufanele kube loyedwa ngasikhathi sinye. iBranham Tabernacle iza kuba kanje, makuthi labo abakhuluma ngendimi lalabo abachazisa indimi futhi labo abaleziprofethi esiza kunikwa ebandleni, mabahlangane bodwa kusasele ngaphambi komhlangano ongakaqalisi. Mababuthane ekamelweni elikhethiweyo futhi balinde enkonzweni yenkosi njengomalusi kufanele akwenze sibi sakhe. Ngaphambi kokuba akuye embuthanweni, kumele athathe iBhayibheli atadishe ekuthuleni kwekamelo lakhe emoyeni futhi agcotshwe ukuphuma phambi kombuthano ukukhuluma. Nxa engakwenzi uza kudideka lapho ephuma lapho. Makuthi indoda ngayinye lomfazi ngamunye olesipho sikamoya abuye phambi kwenkosi. Futhi kuyikuthi umalusi ulenkonzo eyodwa ungumprofethi. Ibala lesingisi umchumayeli litsho umprofethi, lowo ngumakhuluma ngaphambili welizwi. Makuthi labo abalezinkonzo eziyingxenye yomunye umuntu, njengomunye ukukhuluma ngendimi lomunye ukuchasisa, bayalinda ndawonye kunkonzo yabo. Baba ngeke bahlale ekudadisheleni kwensitha futhi bakhulume ngendimi futhi ke babuye batshele omunye lokho akukhulumileyo, ngoba angaba lokubili indimi lokuchasisa. Bona manje nxa elalokho kuhle sibili, sifuna ukukwamukela kanjalo futhi sifuna ibandla lincedakale ngalezi izipho ezisebandleni lethu. UNkulunkulu uzithumele kithi futhi ubu sifuna ibandla lethu lincedakale ngalezi izipho zikamoya. Ngakho makuthi umuntu okhuluma ngendimi lalowo ochasisayo lalowo oprofethayo mababuye ndawonye ngaphambi kwebandla lingakahlangani. Mabahlangane ekamelweni bebodwa belinde enkonzweni yenkosi ebandleni. Kuzwisisiwe na? Futhi ke Njenga loku, nga mfotu Neville, asiti au, manje makuti ngi uqolo, mangiti loku. Nga mfotu Collins, ekuluma ngendimi. Lo mfotu Hickerson, anike ukuchasisa. Konake, vale nkonzo ndawonye, ukwenzela ibandla. Manje loku akusiyo inkonzo kwa mfotu Neville. Leyo inkonzo yenu ebandleni. Ini kaloku njengomzekeliso. Kona geni nabazalwane kufanele lithakazelele nje ekuthatheni inkonzo yenu endaweni endlini kaNkuluNkulu njengomalusi ethakazelela ekutholeni eyakhe. Ngoba kuyadingakala nje ukuba likwenze. Kodwa awungeke ukwenze ekusithekeni kwekamelo lakho uqobo nxa ukhuluma futhi uchasise. Kumele lize ndawonye. Manje wozani ndawonye, ebandleni, lilodwa ekamelweni. Ngoba lile nkonzo esithekeleyo, akayisiyo nkonzo evulekileyo, yileyo eyokusiza ibandla. Bona, yinto yokusiza ibandla. Kodwa akumelanga kwenziwe ebandleni lihlangene lonke. Kuphela indlela engizalitshela ngayo, okuza kwenziwa ngayo. Bona. Konake, loba yini umfowethu Collins akukhulumayo. Lo mfowethu Hickerson unika ingcazelo. Njengomzekeliso. Konake, makuthi umfowethu omunye abhale lokhu phansi, lokho okuyikho. Futhi ke, nxa kusiza, manje sonke siyakwazi ukuthi inkosi iyeza, sikukhangelele lokho. Futhi nxa umfowethu Neville esukuma ubusuku ngabunye futhi wathi, khangelani inkosi iyeza, khangelani inkosi iyeza. Lokho kungaba kukuhle, bona, kodwa uyatsho lokho, umalusi, kupulatifomu, ngoba ulelizwi lalokho, futhi nga engumalusi, umprofeti ebandleni, kumbe umalusi, bengisicho, kumele atatishe elizwi lenkosi, futhi alitshele okubhaliweyo elizwini lenkosi mayelana ngokubuya kwenkosi, futhi liyaxwayiswa ngalokho. Inkonzo, ngoba kungenjalo, ebandleni, leyo angasoze abe ngitsho lokuxhumana layo.
Interpretation of tongues.
Zindimi, ukuchasiswa kwendimi, okuyisiprofeto, kumbe umprofeti ekhuluma. Leyo yinto engabhalwanga elizwini. Lokho okubhaliweyo elizwini uzakuletha, kodwa lokho okungabhalwanga elizwini, lokho ozakumtshela khona. Njengokuthi okomzekeliso, tshela umfowethu uyila, itsho kanje inkosi. Kusasa egodini lakhe letshebetshebe, ukuba engayikiyo, ngoba kuza kuba le role ezabhewuka kumbe into enjalo. Futhi kufanele kwenziwe, futhi okukhulumile, futhi ukuchasisile, futhi kebeka lokho kupulatifomu, emva kokuba inkonzo yakho isiphelile. Konake ebusuku, emva kwebandla, ihubo, qala ukuhlabela lokunjalo, nxa inkonzo yenu isiphelile, konake, mababuyele iziprofethi esinikeziweyo. Futhi angicabangi ukuthi sile, kumbe nxa lingakwenza, beka lokho phakathi lapho, lapho laba bantu behlangana ndawonye, makuthi labo abalokuhlakanipha kuqala babuye. Ngoba uyabona, nxa omunye ekhuluma ngendimi, futhi anike ingcazelo ngokombhalo. Lokho akungeke kwamukelwe ngaphandle kufakazelwe ngababili kumbe abantu abathathu, ababili kumbe abanye abafakazi abathathu, bona. Kufanele bafakaze kulokho ukuthi bayakukholwa ukuba yilizwi lenkosi. Ngoba futhi ngezinye izikhathi kulezi inkonzo ezincinyane njengokufanayo kuloba yiphi nje enye inkonzo. Liyathola imimoya engaqondanga, bona, iyaphaphela phakathi lapho. Futhi kasikufuni lokho. Hatshi, sifuna inkonzo lezi zilungele ukuvezwa obala nxa zimele ziveze obala. Ngoba loba yini kaNkulunkulu akawukhathazeki ngokuveza obala. Ngitsho ukuthi kuza kumela isivivinyo nxa kungokukaNkulunkulu. Njengomalusi nje, nxa omunye umuntu egolomba elizwini akadingi ukuthi abuyele emuva ngakho, uyakwazi khona kanye lokho akhuluma kikho. Uya phezulu lapha, bona, futhi ngokufanayo lalezi ezinye inkonzo kumele zibe indlela efanayo. Manje nxa omunye ekhuluma ngendimi futhi esipha umbiko, manje abanye abantu bakhuluma ngendimi lapho nje bezakha sibi sabo. IBhayibheli lathi balesikhathi esihle bakhuluma ngendimi bayezwa futhi bayakhuluma ngendimi. Ngempela sibili bakhuluma ngendimi futhi ngumoya okwenzayo, kodwa nxa kuhlezi phakathi lapho embuthanweni bekhuluma ngendimi bezakha sibi sabo. Konake akusiyonto esiza ibandla, indoda iyazakha sibi sayo kumbe umfazi kumbe loba ngubani okwenzayo. Bona, ukukhuluma ngendimi isipho sikaNkulunkulu ekwakheni, njengoPawulu esitsho embhalweni ukuthi kwakha ibandla. Ngakho kwakumele kube ngumbiko oqondileyo ovela kuNkulunkulu usiya ebandleni. Ngaphandle kwalokho okubhalwe lapha eBhayibhelini, bona, kuyinto leyo. Nxa ungangibuza, mfowethu Branham, kufanele ngibhabhathizwe njani, ngingakutshela khona ngokuphangisa. Awudingi ukukhuluma ngendimi futhi ungitshele lokho, kulotshiwe khona lapha eBhayibhelini lokho okokwenza ngalokho. Bona, angidingi ukuba awudingi ukubuza imibuzo kulokho futhi ube lomunye umuntu ukukhuluma ngendimi futhi akutshele. Bona, lokho sokuvele kwalotshwa. Kodwa nxa usithi mfowethu Branham, kuyini okufanele ngikwenze? Ngilesi nqumo lapha okumele ngisenze, loba kufanele ngithathe ibandla leli kumbe ukuya kwelinye ibandla, kumbe enye into enjengalokho, kumbe kufanele ngenze lokhu lokho. Manje lokho kufanele kubuye kuvela kuNkulunkulu. Bona, uNkulunkulu kumele asitshele lokho, kodwa lokho kuzamele kubuye ngenye inkonzo, ngoba ilizwi alitsho ukuthi makuthi uMen Neval athiye iBranham Tabanekeli futhi ahambe eKotweni Gospel Tabanekeli. Bona, akukutsho lokho elizwini lapha. Bona, ngakho yikho lokho lezi izipho ezingezakho. Njengomuntu obuya phezulu lapha futhi athi, uyakholwa ekusilisweni kwaphezulu, siyakuthumayela lokho, siyakukholwa, sikholwa ekugcobeni amafutha. Kodwa nango omunye umuntu uthi angeke angene emoyeni. Yini indaba? Khona-ke kuthatha uNkulunkulu ngendimi ukuchasiswa ngesiprofethi, kumbe enye indlela yokwehla phansi kuleyo mpilo yomuntu, futhi adonse leyo nto ayenzileyo, futhi umtshele ngakho. Leyo inkonzo engaveli kumalusi, ivela kulezi izipho ezisebenzayo, kodwa kazimelanga zenziwe phakathi kombuthano lapho. Bona, manje uPawuli ngitsho lasikhathi sinye ake watshela labo ukutshela labo ibandla lase-Efesu ulutho ngalokho. Babehlelekile ibandla leRoma, kumbe akula loba iwaphi alawo mabandla amanye, kuphela ibandla labaseKorinte, futhi kabazange bazithole sibi sabo. Manje uPawuli wayekholwa ekukhulumeni ngendimi, wayelokhu ukhuluma ngendimi ebandleni lase-Efesu okufanayo lalokhu akwenzayo ebandleni labaseKorinte. Bona, kodwa wayengakhuluma kwabase-Efesu izinto ezinkulu ukwedlula lokho nje, kukhuluma ngendimi, ukuchasiswa kwendimi. Manje khona-ke nxa omunye engabhala umbiko onikwe ngendimi, kumbe wanikwa ngesiprofethi futhi wabekwa phezu kweplatifomu, kumele ubalwe ngumalusi inkonzo ingakaqalisi. Oko itsho kanje inkosi, okuvela kulaba bantu abakhulumayo futhi bachasisa, futhi nxa lokho kugcwaliseka khona kanye indlela okuchasisa okwakutshoyo, siyaphakamisa izandla zethu futhi sinike ukubonga kuNkulunkulu ngomoya wakhe phakathi kwethu. Nxa kungagcwaliseki, khona-ke lingakwenzi, futhi kuze kuthi lowo moya omubi uphume kini. UNkulunkulu kaqambi manga, uhlezi eqinisile. Khona-ke uyabona, usumdala okwaneleyo manje ukwenza njengamadoda hathi abantwana. Gugugu, ufanele ube lomutsho kwenye into. Makuthi ibandla manje lapho lisiza ohlelweni, lisiza kulolu hlelo, nxa omunye eprofetha, nxa omunye engafika phakathi kwenu engafundanga futhi likhulume ngendimi, liza kuba ngabezizweni kuye. Akakwazi lokho elikhuluma ngakho. Bona, futhi sibili kulolu suku lapho bekulokudideka okuningi ngakho, kubangela isikhubekiso. Kodwa makuthi oyedwa akhulume ngendimi, futhi omunye achasise, futhi anike umbiko, futhi makubalwe khona lapha kuplatifomu ngalokho okuzathatha indawo, futhi-ke makwenzakale. Uyabona lokho okwenzakalayo? Batshele ukuthi kusasa ngesikhathi esithile, kumbe iviki elandelayo ngesikhathi esithile, kuza kuba yinto ethile. Khona-ke makuthi ongakholwayo ohlezi lapho elalele kulokho futhi abone kukhulunywa ngaphambili kungakenzakali, khona-ke baza kuba kwazi ukuthi luhlobo bani lomoya ophakathi kwenu. Kuza kuba kungumoya kaNkulunkulu. Yikho lokho uPawulu akutshoyo. Khona-ke nxa oyedwa engaprofetha futhi ambule izinto ezifihlakeleyo, ibandla lonke aliyikuwela phansi yini? Kumbe ongakholwayo futhi athi uNkulunkulu uphakathi kwenu? Bona, ngoba akungeke kube. Kodwa manje kasifuni lapho sisasengumntwana. UPawuli wathi, ngenza njengomntwana, watshela abaseKorinte lapho, ngakhuluma njengomntwana, wayele ngqondo yomntwana, kodwa lapho sengikhulile ngabeka izinto zobuntwana khatshana. Manje ngiyalitshela lonke. Bona, manje iminyaka emilutshwane edluleyo lalingabantwana ngalezo zipho, lidlala lisiya emuva laphambili, kodwa selifundile okwesikhathi eside manje sokuyisikhathi sokuba ngamadoda, hathi ukusebenzisa lokhu nje okokudlala ngakho. Lezi izipho zingcwele, ngezikaNkulunkulu, futhi awudlali ngazo. Kasivumeleni uNkulunkulu azisebenzise. Yikho lokho inkonzo yenu efuna ukuba yikho, yiyo indlela yokufaka iBranham Tabanekeli enkonzweni. Futhi nxa lokhu kubuzwa, loba yisiphi isikhathi, ithebule imayime njengofakazi ukuthi yiyo indlela okumele kwenziwe ngayo iBranham Tabanekeli. Nxa kungaba lomzini ongenayo, ngoba liba labo sonke isikhathi, ngoba leli liyithabhanekele elingabandlululi ibandla, kulabantu abangenayo abangelalokhu ukufundiswa okuhle, ngabalakho ngabazingcono. Futhi umalusi wabo uqobo bayeqa futhi baphazamise umbiko wakhe futhi bephule ubizo lwe-altare futhi bakhulume ngendimi layo yonke into kanjalo, ingabantu abafundiswe ngcono kulalokho. Bona, khona-ke emva kwenkonzo ngayingatsheleki, khona-ke indawo yomdikoni ukuya kubo. Lingavumeli umalusi wenu akwenze ngaphandle kungaba endaweni lapho kungela mdikoni lapha, kodwa umdikoni kumele abone kulokho. Bona, manje emva kwenkonzo nxa umuntu ephakama nje futhi esipha umbiko, umalusi nxa efuna ukuma okomzuzu nje futhi aqhubekele phambili, yebo kukahle. Bona lokho kukumalusi. Kodwa khona-ke masinyane, makuthi umdikoni ngaphambi kokuba lowo muntu aphume esakhiweni, mthatheni liye laye eceleni futhi likhulume labo ngakho. Kuthi nxa bekubuza, baletheni kulithebu futhi lithi, lokhu yikho ubhishobhi kumbe umbonisi webandla, ongubhishobhu umbonisi omkhulu. Bona, yikho okubizwa ngakho ebhayibhilini isikhundla. Bona, ngakho lo ngumbonisi omkhulu webandla. Makuthi lezi izinhlelo lendlela ebandla lethu elikwenza ngayo, manje siyakuthanda ukuthi ubuye unike umbiko wakho. Kodwa nxa ulombiko ovela enkosini futhi mawuphiwe, woza phezulu lapho futhi ubeke kuplatform yethu. Futhi umthumayeli wethu uzawubalela ibandla umbiko kuleli bandla. Kodwa akumelanga kube kuphindaphinda imibhalo nezinto ezinjengalezo, kumele kube ngumbiko oqonde ebantwini. Okwento elungiselela ukwenzakala kumbe into okufanele bayenze. Uyazwisiseka na? Kulungile.
Now, is there any better way to keep order in the church than to keep reminding
Manje.
People
ngabe kulendlela engcono yokugcina uhlelo ebandleni ukwedlula ukuqhubeka sikhumbuza abantu ngokuphindaphinda okuvela kumadikoni ngokufanele. Hhayi. Lokho ngisanda kukuchasisa nje lokho, lo ngumbuzo wesithathu. Amadikoni, umlandu wenu ukugcina uhlelo ebandleni ngomusa langobungani, futhi khona ke kufanele ukwenze. Nga omunye umuntu ephuma phandle kohlelo ebandleni, kumbe angene phakathi lapha njengesidakwa kumbe omunye umuntu angene phakathi njengoba badubula lo mthumayeli eplatformini ngobunye obusuku phezulu lapho, lezwa ngalokho leso sidakwa singena phakathi silompopo ompompimbili. Wabizela umkakhe futhi wayefuna umkakhe futhi wenyuka esiya kumalusi. Futhi umalusi wamtshengisa umkakhe ehlezi lapho, kodwa wayeza kumdubula phakathi ebandleni futhi umalusi waqala ukubambana laye. Futhi indoda elompopo yachibilika futhi yadubula umalusi phandle epulupitini. Futhi ke yasidubula umkayo futhi ke yazidubula. Manje ngabe kuleqembu lamadikoni lapho leyo ndoda ingena lo mnyango elalo mpopo, babe ngabe bamdumela ngengalo zabo. Umpopo bawukhuphe esandleni sakhe, bona. Lawo ngamadikoni asohlelweni. Futhi manje izinto lezi ziyahambile ngendlela ezenza ngayo manje. Ungakhangelela nje loba yini. Kodwa khumbula amadikoni ngamapolisa kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Kungelandaba ukuthi omunye umuntu ucabangani. Kwezinye izikhathi ipolisa alifuni ukuba lisukumeliye bopha omunye umuntu, mhlawumbe omunye wabangane bakhe. Kodwa ufungile esikhundleni, kumele akwenze kungenani. Lo ngumlando wakhe edolobheni lakhe. Bona. Yiwo umlando womdikoni ebandleni, futhi nga omunye umuntu eseqa futhi aqale ukuphazamisa umalusi kumbe enye into enjalo, futhi umalusi embikweni wakhe, amadikoni kumele ahambe kulabo bantu ababili kumbe abathathu babo. Uthi singakhuluma lawe mfowethu, bona limsuse ebandleni limngenise ehofisini phakathi lapha kumbe kwenye ihofisi, futhi likhulume kuye ngakho lithi, awumelanga uphazamise. Liyazi yifayindi enkulu emthethweni ukuphazamisa inkonzo kungenani, bona. Kodwa abanye abantu njengomuntu olihlwe ngandlebe kumbe enye into babuye phakathi kwenu, liyazi futhi lolunye uhlanya lwenkolo. Futhi aqale ukuqhubeka khona ke amadikoni, futhi nga amadikoni bekhangeleka bengenelisi ukukuphatha, khona ke ibhodi labaphathi kumbe loba ngubani ebandleni engaphakama futhi aphe usizo emuntwini onjalo, liyakwazi lokho. Futhi manje mangibuze umbuzo njalo lapha. Kungaba khona indlela engcono yokugcina uhlelo ebandleni kulokukhumbuza abantu ngokuphindaphinda okuvela kumadikoni manje isikhathi ngesikhathi? Manje ngicabanga ukuthi umalusi kanenginengi kumbe likhalise lithephu lokho makumele ubufakazi, amadikoni ngamapholisa futhi ilizwi labo ngumthetho lomlayo. Bona.
And they have the authority from the church.
Futhi balamandla avela ebandleni futhi lasemithethweni yesizwe ukwenza leyo ndlu kaNkuluNkulu ibe yindawo eqondileyo. Futhi umuntu ukuba aphikise umdikoni njengalokho uzibeka ngaphansi kwemibili kusiya kwelithumi iminyaka entolongweni yesizwe. Nga ungabatshela ukuthi bahambe futhi bengakwenzi kumbe enye into enjalo, omunye umuntu olokuziphatha kungahlelekanga akakwazi nje lokho akwenzayo uyazehlisa sibi sakhe kumbe azilethe kuzo zonke inhlobo zamafayindi loba yini. Futhi ke nxa kusiza endaweni lapho omunye umuntu manje njengokuthi futhi nxa omunye umuntu eseqa futhi enza okungekho ohlelweni, mhlawumbe nje akhulume ngendimi kumbe enye into, angisoze ngingene kulokho. Bona, bayekele bahambe ngoba nqabi ngabemzini, nqabi ngabantu bethu. Khona ke yekela nje ubusuku obulandelayo lina madikoni, thathani nje lithebu futhi lithi, manje sizakhalisa izilayizo zebandla singakaqalisi inkonzo, ngifuna wonke umuntu ukuba akuzwisise. Futhi lina bomalusi lani lonke lingasebenza ndawonye kanjalo. Manje mfowethu Branham, uthini ngesikolo sesonto? Mfowethu Branham, mayelana ngesikolo sesonto kulungile singaba inkonzo yokuchumayela ingakaqalisi na yebo sihlezi silakho ngaleyo ndlela silesikolo sesonto inkonzo yokuchumayela ingakaqalisi futhi lokho kunika ithuba kubafo abancinyane abahamba esikolweni sesonto ukuphomisa amakilasi abo futhi nga befuna futhi abafo abancinyane abakuzwisisi futhi kumele bahlale indlela yonke enkonzweni yokuchumayela futhi ke babe lesikolo sesonto abafo abancinyane bakhathele isikolo sesonto masibe ngesokuqala sibe lesikhathi esibekiweyo ngesikhathi esisodwa nje esibekiweyo lapho isikolo sesonto esenzakala khona umkhulu wesikolo sesonto kumele abone kulokho futhi lesi isikolo sesonto siyahlangana ngesikhathi esithize isikhathi esibekiweyo futhi kukhutshwa ngesikhathi esithile sonke isikolo sesonto sivumele isikhathi esingako futhi ke siphunyiswe uteacher wekilasi yabadala ufanele yini ukuba ngomunye umuntu ngaphandle kukamalusi na nga kuvunyelwane njalo nga umalusi efuna ukufundisa isikolo sesonto futhi ke alethe umbiko ngemuva kwalokho lokho kulungile futhi kuhle nga efuna ukwenza inkonzo ekabili kodwa nga ingafuni khona ke oba noteacher wakho wesikolo sesonto sabadala bona okwekilasi yakho yabadala futhi ke nga umalusi elomunye umuntu lapho engqondweni futhi umuntu ufuna ukukwenza zipheni imizuzu engamachumi amathathu kumbe loba yini eliza kuvumela isikolo senu sesonto amachumi amathathu kumbe amachumi amathathu lanhlanu imizuzu engamachumi amane loba yini okuyikho futhi kufanele kube lensimbi ebekiweyo lapha futhi lapho leyo nsimbi ichaywa lokho kutsho kumbe loba insimbi yebandla lapho ichaywa ngaphandle lokho kuphumisa isikolo sesonto futhi lapho leyo nsimbi ikhala lokho kutsho ukuthi yonke into iza ohlelweni khonapho kuze kube kulesikhathi esithile khona-ke okwehubo kumbe amabili loba yini eliza kuhlabela hatshi isikhathi esiningi uzakhathalisa abantu ngokubagcina kwesikhathi eside bona futhi chaya insimbi nje woba lehubo woba loba yini ozakwenza futhi kethumela amakilasi enu endaweni futhi masinya lapho leso sikhathi sisiza sithi siza kuba ngehola lethumi intaka kumbe elethumi lengxenye kumbe elethumi lethumi lanhlanu loba yini okuyikho chaya leyo nsimbi wonke utitsha aphumise ikilasi yakhe babuye kumbuthano phakathi lapha futhi banike umbiko wesikolo sesonto futhi ke baphumise into yonke futhi bonke labo abafuna ukuhlalela inkonzo yokuchumayela babe ngabalandelayo bona khona-ke kusohlelweni umbuzo mangaki oh yebo kufanele libe lalokho oleminyaka emithathu ubudala angikazwisise lokho oleminyaka elithumilane angakuzwisisa ngicabanga ukuthi ngilalokho phambidlana kufanele kube lamakilasi amangaki kufanele lifake amakilasi enu njengekilasi encinyane efuna ukuba lebhodi yokufundisa ngemifanekiso lokho kakuyenzi kumfana kumbe inkazana eliminyaka elithumilane ubudala bona kufanele libe lomunye umuntu ozathatha ikilasi kulezo ngane ezincinyane omunye umama omdala kumbe enye into okwaziyo ukuthi abana kele njani amanye amakilasi ngicabanga kufanele kube ngumuntu owenelisayo ngokwedlulisileyo ukunikeza ilizwi bona futhi kufanele kube la makilasi okutsho manje kuza kuba le kilasi elivela okungabaphosi amakilasi amathathu kufanele kube le kilasi yengane ezincinyane kufanele zibe ngeziqalisela okungaba iminyaka emihlanu ubudala futhi zonke ezinye zingaphansi kwalokho kumele bagcinwe lo mama futhi zihanjiswe ekamelweni labantwana nxa kudingakala ngesikhathi sokuchumayela nxa beqala ukuhlupha yikho lokho ikamelo labantwana elikhona ngakho futhi ngicabanga ukuthi amakilasi afanele atshelwe kusukela njengengane ezincinyane ezingaba iminyaka emihlanu kumbe eyisithupha ubudala kusiya kwesificamunwembili kumbe isificamunwemunye ichumi into enjalo futhi ke kusukela kuminyaka elithumi ubudala kusiya kuchumi lanhlanu kufanele babesekilasini yabontanga futhi ke ikilasi yabadala ngaphezu kwechumi lanhlanu ngoba nxa bebadala okwaneleyo kulezi nsuku bengathola umsebenzi futhi bafuna ukuthi bavote kuleyo minyaka phose ngakho bafanele benelise ukuzwa ilizwi kodwa bangene eholu enkulu futhi babe lakho lokho ngobani okufanele babe ngamatisha nanko-ke lokho kukini ukuvotela phakathi amatisha enu uqobo futhi kufanele likwenze lokho libafake phakathi lapho tholani omunye umuntu futhi lihlangane lebandla futhi lithi ngubani ngubani lapha ozwa ikhokhelwe inkosi futhi-ke tholani utitsha okukwanisayo futhi-ke makwenziwe kufanele kube ngumsebenzi sibili bazalwane nga utitsha engenelisi kukho khona-ke ntshintshani amatisha lapho isikhathi sisiza njengaphansi kukankulunkulu nxa ngisizwa kungani omanneval kasafanelanga njalo kuba ngumalusi lapha ngiza kukhuluma ebandleni lapho ngingabona into eyodwa lapha ngicabange ukuthi lina madikoni alisafanele ukuba ngamadikoni ngiza kukhuluma ebandleni ukuthi ngifumana ukuthi kulo mdikoni othile ephandle lapha owenza into engafanelanga ayenze futhi akagcini indawo yakhe yomsebenzi lokunjalo kanjalo kumbe umphathi kumbe loba yini okuyikho angingeke ngikuvotele phakathi kumbe phandle ibandla kumele likwenze lokho kodwa ngeqiniso ngiza kubika phambi kwebandla bona ngoba yikho okumele kukwenze yikho okumele ngibe yikho njengombonisi kumele ngikhangele futhi ngibone okwenzakalayo siya ezulwini hatshi phandle lapha kwenye indawo eralini kumbe enye into yokuba lentokozo eningi futhi sigijime phezu komunye lomunye futhi sidlale ebaseball silapha ukuba sibambe into elomusa kakhulu ekhona emhlabeni ilizwi likankulunkulu futhi ifanele ibanjwe ngokuhlelo lobuNkulunkulu. Ngobani abafanele babe ngamatitsha? Lokho kukini ukubakhetha? Kodwa ngingathatha okwengane, ngingathatha umfazi omdala, abanye abangakwenza lokho. Kodwa okwabantanga, ngizathatha omunye utitsha ongayekethisiyo. Futhi hathi nje ophumayo lapha futhi nje esiyawoza amasoseji. Lokho kungaba kulungile ngabe funa ukuqhubeka bewosa amasoseji, kodwa nje bekani yonke into kulokho, kufakeni elizwini. Vumelani omunye umuntu owenelisayo ukubamba ilizwi. Futhi kuza kuba njalo, ibanjaleli kalimeli i. Ukuwosa amasoseji kulungile, futhi lamapikiniki amancinyane elifuna kuhamba ndawonye futhi libe nobudlelwano lokho kuhle. Lokho yikho okufanele likwenze ukukholisisa abantwana. Kodwa kulindawo phakathi lapha, le yilizwi likaNkulunkulu. Ukuwosa amasoseji kulapho lisiba ndawonye kumbe enye into enjalo, kodwa hathi kulindlu kaNkulunkulu. Futhi laba bayakwazi, yebo ke siyazi ukuthi asikholwa kulokho lapha ubula bamaphathi lento yonke enjalo lapha. Sisi wazingcono kulalokho. Ngubani ofanele abe ngaphezu kwesikolo sesonto ukusigcina sisohlelweni? Umkhulu wesikolo sesonto. Futhi yiwo umsebenzi wakhe oyikho. Akafanelanga abe lokokwenza lamadikoni abaphathi omalusi kumbe loba ngubani omunye ulesikhundla sakhe uqobo. Loba ngubani uticha wenu wesikolo sesonto angaba nguye, angikwazi, kodwa lo ticha wesikolo sesonto kumele abone ukuthi yonke ikilasi isendaweni yayo, futhi wonke uticha ukhona, kumbe angenise omunye uticha esikhundleni salowo nxa bengekho ngalolo suku. Khona ke ngaphambi nje kwesonto, lapho izifundo ziqhubeka, umkhulu wesikolo sesonto uzadlula futhi athathe iminikelo abalayo phakathi lapho, iminikelo yabo yesikolo sesonto, futhi umbiko wokuthi bangaki abakhona, mangaki amabhayibhili ababelawo kulikilasi, lokunjalo, futhi benze umbiko wakho, futhi ke bame phambi kombuthano njengaphambi kwenkonzo yokuchumayela, lapho ephiwa indawo yokukwenza, lapho sibe lombiko wesikolo sesonto, emva kwesikolo sesonto sesiphumile. Akhulume ukuthi mangaki amatitsha, mangaki akhona, bangaki bonke besikolo sesonto bephelele bonke, yonke iminikelo ihlanganisiwe, lokunjalo kanjalo. Amadikoni abaphathi omalusi abafanelanga ukukwenza lokho, abalalutho lokwenza kikho. Lo ngumsebenzi womkhulu wesikolo sesonto. Futhi ke nxa ebona ukuthi isikolo sesonto sifuna izinto ezithile, khona ke uza kuletha lokho ebhodini labaphathi. Labaphathi babe lomhlangano phezu kwakho kuqala. Futhi ke abaphathi nxa bengathola ukuthi kule mali enelelo kunjalo ngomphathi sikwama, khona ke lokhu kungathengwa. Nxa efuna enye into yokulotshiweyo kumbe loba yini okuyikho, kumbe amabhayibhili kumbe enye into, bafuna ukuthengela ibhayibhili omunye liyazi, lokho kungathola amazwi amaningi futhi acaphune imibhalo eminingi, umvuzo othile kumbe enye into abaza kuyinikela njengalokho isipho. Futhi bafuna ukukuthenga ngebandla. Khona ke lokho makwaziswe kumadikoni. Futhi ke mabafumane nxa kukhona esikhwameni. Bona. Futhi ke ngiyacabanga ukuthi lokho kunakekela imibuzo emihlanu kulokho. Manje kolandelayo yilowo. Mfowethu Branham, mayelana lohlelo lwebandla, sizamile ukuqhuba ngendlela esizwisisa ngayo uhlelo olunikeziweyo ekubusisweni kwebandla elitsha. Futhi ngokwenza njalo, abanye basuke bahlanya, futhi bachiya ibandla, futhi abanye abasoze balalele ulutho esilutshoyo, ikakhulu abantwana. Sesikhulume kubazali ngabantwana babo, futhi kababanakekeli. Manje ngabe singazwisisanga kumbe sihamba ngakho ngendlela engayisiyo? Siyabonga. Manje mangiphendule lokho lapho isehla phansi. Mayelana lohlelo lwebandla, sizamile ukuqhuba ngokwendlela esizwisisa ngayo okwaphiwa ekubusisweni kwebandla elitsha. Manje lokhu kuqondile, lenza kahle. Manje lokhu kufanele kube ngamadikoni, ngiyathemba, ngoba kukhona lapha umsebenzi wamadikoni kulungile. Futhi ngokwenza njalo, kaningi abantu kaningi basihlanyele. Bayakwenza la kimi, futhi bayakwenza la kuloba ngubani. Bona, umuntu owenza lokho kulento engalunganga ngalowo muntu, kabalunganga kuNkulunkulu, ngoba umoya kaKristu ungaphansi kwemfundiso kaKristu, indlu kaKristu, uhlelo lukaKristu. Bona, futhi loba yiphi indoda leyo, kumbe loba nguphi umfazi, kumbe loba yibaphi abantu, abantwana, labo abazondela umdikoni olobu uNkulunkulu, ongabatshela ukuba, futhi kumbe loba nguphi umzali ongazondela umdikoni. Sibili, sifuna wonke umuntu kuleli bandla esingamthola, Kodwa nxa lokho kungabangela uhlupho kwenye indawo, ulameva kumbe umvunja phakathi kwenqumbi yenkuni, njengoba sasivame ukukutsho, lowo muntu akalunganga. Nxa besuka kulento eyodwa kuphela yokwenza, bayekele bahambe futhi ubakhulekele. Bona khona ke mhlawumbe abanye bamadikoni bahambe kwelabo ibandla, kumbe ukuhamba endlini yabo kwesinye isikhathi, futhi bafumane ukuthi kungani besukile, futhi bababuze ukuthi kuyini okwaphambanisekayo. Khona-ke futhi nqabe bona nxa engababuyisa, nqabe ngeke khona-ke thatha ababili kumbe abathathu abafakazelayo ukuze bazwisise. Khona-ke nqabe ngeke bazwisiswe. Khona-ke kuyakhulunywa phambi kwebandla, nqabe lilunga lapha lebandla. Khona-ke ba futhi-ke nqabe ngasibo amalunga ebandla, yebo kabasibo amalunga aleli ibandla, bafanele benziwe ukuba babuswe. Bona bafanele balalele inhlelo zethu lapha, ngoba lezi zinhlelo zebandla. Lezi izinto engingafuni ukuzenza, izinto engingathandi ukuzenza, kodwa izinto okumele zenziwe. Futhi ngiyaziveza obala sibi sami, futhi libatshele lapha ngali tepu yini, bengangizwa ngikhuluma futhi babekwazi ukuthi yini. Hatshi lina madoda, lingibuzile limibuzo, futhi ngiyanika kini ngobungcono engibaziyo ukuthi kanjani kuvela elizwini likaNkulunkulu. Manje nxa abantu labo bezonda futhi baphume phakathi kwenu, umbhalo uthini ngakho, mfowethu Branham? Baphuma phakathi kwethu ngoba babengasibo bethu, futhi lokho kuqeda indaba. Bachiya ibandla, yikho lokho abakwenzayo. Kulungile. Abanye abalaleli kuloba yini esikukhulumayo, ikakhulu abantwana. Abantwana bafanele bazi ukulaywa, bafanele bakuthole ekhaya. Kodwa loba kungabami, abantwana bami bayangena lapha aloba yisiphi isikhathi, bengaziphathi. Angifuni ukuthi lichenge ulutho. USara, uRebecca, uJoseph, uBili kumbe loba engubani ongaba nguye, lingitshele, ngiza kubona ngakho. Nxa bengaziphathi, khona-ke bazasuka ebandleni baze bafunde ukuziphatha. Le kayisiyo nkundla yemidlalo, le yindlu kaNkulunkulu. Le kayisiyo ndawo yokudlala lokutshelela lokubhala incwajana lokuhleka lokuqumana. Le yindlu kaNkulunkulu, iyakuphathwa ngobuNkulunkulu. Libuya lapha ukuzokhonza, hathi ngitsho lokuvakatsha. Le akusiyo indawo yamapikiniki, le kayisiyo indawo yokuvakatshela, le yindawo yokuvakatshela kamoya ongcwele. Lalelani lokho aza kukhuluma, hathi omunye komunye. Asibuyi lapha ukuzodlelana omunye lomunye, sibuya lapha ukuzodlelana loKristu. Le yindlu yokukhonzela, futhi abantwana kufanele baxwayiswe, futhi nqabe ngabazali bakwaziwe ukuthi nxa lawa madikoni, nxa laba abazali babantwana bengayi kulalela kulokho amadikoni lawa akutshoyo, khona-ke umzali kufanele aqondiswe sibi sakhe. Sikhulume labazali mayelana ngabantwana, futhi kababanakekeli. Nxa bengamalunga aleli ibandla, khona-ke kufanele uthathe ababili kumbe abathathu kanye lawe, futhi libize lo mzali emhlanganweni wensitha phakathi kwenye yamahofisi. Angilandaba ukuthi ngubani, nxa kuyimi, nxa kungumfowethu Neville, nxa kungubilly Paul lo mfana wakhe omncinyane, nxa kungumfowethu Collins futhi lomunye wabantwana bakhe, kumbe loba nguphi wenu lonke, siyathandana, kodwa sibotshelwe kuNkulunkulu ngaleli lizwi. Nxa kungudogu kungela ndaba ukuthi ngubani, siza kubizelana omunye lomunye phakathi, futhi sithembeke omunye komunye. UNkulunkulu engasebenza kanjani lathi nxa singathembakalanga omunye komunye? Siza kuthembakala kanjani kuye? Bona, lowu ngumlayo, kumele sigcine indlu kaNkulunkulu. Lamadikoni kufanele abekwazi ukuthi akwenze njani lokho. Bona, futhi yikho ngilitshela manje, gcinani lezo zinto zibanjiwe. Futhi nxa lokho litshela abazali, futhi abakulaleli lokho, abakulaleli, khona-ke liyathatha omunye umdikoni kumbe omunye wabaphathi kumbe omunye umuntu olungileyo waleli ibanja, futhi ubize thatha abakho abapha, thatha ibhodi lamadikoni enu, wonke amadikoni enu ndawonye, lithi mfowethu Jones, mfowethu Henderson, mfowethu Jackson, kumbe loba ngubani ongaba nguye. Bona, abantwana babo abaziphathi, sibatshelile kabili kumbe kathathu ngabantwana babo, futhi kabakulaleli. Khona-ke bizani umfowethu Jones phakathi, kumbe mfowethu loba ngubani bani okunguwe, futhi lithi mfowethu Jones, sikubizile phakathi lapha okomhlangano, siyakuthanda futhi siyingxenye yethu, ngomunye wethu. Mangifakele ithepo ethile futhi ulalele lokho mfowethu Branham akutshoyo ngakho. Bona, manje sikucelile ukwenza labo bantwana baziphathe. Bona, nxa bengaziphathe futhi ungeke ubenze baziphathe ebandleni, bachiye lomunye umuntu lapho usiza ebandleni baze bafunde ukuziphatha sibi sabo endlini kaNkulunkulu. Bona, kodwa lowo ngumlayo, kufanele wenziwe. Bona, manje omunye umbuzo uyaqhubeka. Manje ngabe singakuzwisisanga yini? Hathi mnumzana, kalizange lehluleke ukuzwisisa lokho okuqondile. Ngiyakhuluma njalo izilayezo ebuthweni, kabakuceli kambe ungenza into ethile. Nxa usebuthweni ubanjwa ngamandla ukukwenza. Bona, futhi yiyo indlela okuyiyo phakathi ngibanjwa ngamandla ukuthumayela ivangeli, ngibanjwa ngamandla ukumela lokhu kungelani lalokhu amanye amadoda labazalwane bami lokunjalo abakutshoyo ngakho. Ngibanjwa ngamandla ukwenza lokhu, kumele ngithunuke imizwa futhi ngiqamule abantu iziqa. Kodwa nxangi awufuni ukuba njengo-Ozold. Bona, nxa ungeke ungavumelani lomuntu futhi lezinto, futhi-ke uqawule isandla sakhe futhi ube ulokhu ule mizwa efanayo kuye, khona-ke kulento engalunganga ngawe. Ngani ngeke ngingavumelani lomuntu kabuhlungu kusukela kulinye uhlangothi kusiya kolunye futhi ngibe ngiloku ngicabanga kakhulu ngaye njengo Kristu angakwenza khona ke kulento engalunganga ngomoya wami angilawo umoya kaKristu bona nxa esithi mfowethu Branham ngiyakholwa ukuthi imfundiso yakho yilokhu lokho kulungile mfowethu masibuyeni ndawonye ukuthi sikhulumisane wena lami siza kuzithathela khona ngokwethu sizahamba lapha ekamelweni ngokwethu siza kukhulumisana futhi uyangiphuma nje iziqephu futhi ngimele ngikhulume ngibuyisele izinto kuye nxa enhliziyweni yami kangizwa okufanayo ngaye ukuthi ulokhu engumzalwane wami futhi ngizama ukumsiza khona-ke kangisoze ngimsize akulandlela kimi ukumsiza nxa ngingamthandi kusizani ukuya khonale lapho umtshele indawo yokuqala mfowethu angikuthandi futhi mangikususe khona phandle kwenhliziyo yami khona lapha singakangeni phakathi lapho ngoba angeke ngikusize ngize ngikuthande futhi lokho kunjalo futhi iyo indlela bona kuqhubeni lisiya likwenze ngokufaneleyo yendlela okufanele kube ngayo kalizange lehluleke ukukuzwisisa sikwenza ngendlela engayisiyo na hatshi kuyindlela eqondileyo ukuqhuba lokho uhlelo malugcinwe ngoba isikhathi sonke manje abantwana abancinyane labomama ingane ezincinyane lezinto bazakhala futhi nxa bekhala kakhulu futhi bephazamisa umalusi wakho phezulu lapho khumbulani lingabalindi bakhe lingabalindi bakhe bevangeli bona futhi nxa kuphambanisa umbiko wenkosi khona-ke lingamadikoni kuyini elizakwenza njengokuthi umuntu ekhuluma ngendimi ulomlando futhi umuntu otshumayelayo ulomlando elizwini ubotshele ezintweni lezi unye lamunye wenu lilomlando ehofisini futhi yikho nje lokho esisilapha ukuzokwenza manje kasifuni ukulinda kwesikhathi eside futhi ngiyazi kulalapho okumele ngiye khona ngemizuzu emilutshwane ngakho ngizazama ukuphangisa masinyane ngingingakwenelisa mfowethu Branham kule mithathu imibuzo emibili kuleli khadi lapha mfowethu Branham kuyini okufanele kube ngumthetho wokuthathela abantu iminikelo ebandleni lokhu kufanele kwenziwe njani ngicabanga ukuthi ukuthathela abantu iminikelo ebandleni akufanelanga kwenziwe ngaphandle kungokomalusi wenu futhi ngicabanga nxa omunye umuntu engabuya ukusizwa kumbe enye into kanjalo ukuthi kumbe omunye umuntu elesidingo sibili njengomunye wamalunga ethu lapha ibandla lethu sithi nxa omunye wabafowethu futhi belohlupho ngicabanga khona-ke ukuthi kufanele kumenyezelwe kupulatifomu futhi umalusi makakwenze lokho ngicabanga kungumlando wakhe ukukwenza lokho omunye umzalwane olesidingo senye into makazise ibandla nxa kufuna ukuthathwa ngaleyo ndlela nxa kungomunye umuntu olesidingo futhi-ke lingafuni ukuthathela lumuntu umnikelo olesidingo khona-ke amabhodi mawahlangane ndawonye futhi bavumelane phezu kwamanani athile abafuna ukuwanika lumuntu esikhwameni kodwa nxa isikhwama siphansi ngaleso sikhathi futhi singeke senelise ukukwenza khona-ke kufanele kuhanjiswe phezulu makukhulunywe lebhodi iphe isilayezo kumalusi futhi umalusi acele into ethile sithi manje lobu busuku umfowethu Jones ube le ngozi eyesabekayo indlu yakhe ichile futhi lobu busuku njengamakristu siza ndawonye komunye lomunye wethu ukwenza umnikelo walokho esingakwenza ukusiza umfowethu Jones ukwakha indlu yakhe njalo bona kumbe loba yini okuyikho bona thina kume sizakwenza lokho makukhulunywe kupulatifomu iyo indlela yokwenza lokho futhi-ke izithembiso lezi zinikwe futhi-ke lezinikeze umgcinisikhwama webandla futhi izithembiso lezo zibhadalwe kudlulisela ngomgcinisikhwama webandla futhi anikwe futhi anike umuntu irisithi ngakho ngoba angikwazi loba lokho kuyinhlengo yentela kumbe hatshi ngithemba kungokwento enjalo manje kodwa nxa kusiza njengowemzini engena owemzini engena sengathi indoda iyangena phakathi yathi uyazi ukuthini ngisohambweni futhi ngidutshukelwe lithaya futhi ngifuna ithaya elitsha ngithatheleni umnikelo lobu busuku okwethaya elitsha manje lokho akufanelanga kwenziwe hatshi lokho akufanelanga kwenziwe futhi nxa kukhangeleka ukuba yinto efaneleyo yomuntu elimaziyo ibhodi lingahlangana futhi libeke inani lemali ethile kumgcinisikhwama okuthengela leyo ndoda ithaya kumbe loba yini okwakuyikho kumbe nxa isikhwama sebandla siphansi futhi kunqunywa ibhodi ukuthi lezo umalusi akufanelanga abe lokokwenza kulokhu amadikoni afanele ukwenza lokhu bona kumbe amabhodi futhi manje nxa lokhu nxa kuvunyelweni kona-ke nikani umalusi engathatha umnikelo kodwa nanzelela nxa kungowemzini kuyisiphangephange umfo ufuna imali encinyane futhi lizwa ukuthi kungokwembangela elungileyo manje lowo ngumbono wami nxa kungokwembangela eqotho nje futhi lisazi kungokwembangela elungileyo Manje kuqala, nxa usiya phezulu futhi ukhangele emabhukwini ami endlini, abantu besiza ngalapho futhi bathi ngingumhlonitshwa sibani bani ovela kuleli bandla elithile thile, futhi ngaba lohlupho phansi emgaqweni lapha, futhi ngifuna isethi yamathaya, futhi ngisazi ukuthi ngisanda nje kuvela emhlanganweni futhi ngibe lomnikelo kumbe enye into enjalo, ngingamnika phose kuhamba ayethatha isethi yamathaya, futhi khangela kumarekhodi akuzange kube lomtshumayeli onjalo owake waphila endaweni enjalo. Futhi kule thumi kumbe amathumi amabili ezinkulungwane zamadola emabhukwini kuli minyaka engazinikelayo kanjalo, ngingazi lutho ngabo lapho ababekhona, ngafumana ukuthi abanye abathumi ilibathi ngani wangibhadalisa okasibani bani losibani lo njalo. Manje ibandla kalila mlandu kuphela ngabalo kunjalo abalo balomlandu, kodwa nxa kukhangeleka kuba le mbangela efaneleyo futhi ke nxa linabaphathi lingathi awu manje mana okomzuzu lindoda nango elapho imoto yakhe phansi lapho lokhu yikho kwenzakala futhi lokhu bakusikho kwebandla lethu bona kodwa kuyikho khona-ke nxa befuna ukukwenza kanjalo futhi bakhulume enye into ekhethekileyo ngomuntu waphandle hathi abethu manje bona hathi abantu bethu abantu bethu uqobo bathathelwa khona lapha phakathi kwababo ababo uqobo abafo wabo lapha bona kodwa nxa kungomunye umuntu ngaphandle futhi umfo athi ulambile kumbe futhi omunye umuntu ufuna ukufinyelela phansi esikhwameni sakhe futhi amnike usizo lokho kukini, kodwa ngikhuluma mayelana ngokuvela ebandleni futhi-ke nxa abantu bebandla becelwa ukunikela khona-ke. Manje nxa lilo mvangeli yebo sibili phakathi lapha ithumayela khona-ke tathani lina lokho kuyazwisiswa engakafiki liyazi futhi lizamnika umnikelo kumbe limbhadale iholo kumbe loba yini afuna ukukwenza. Kodwa khona-ke nxa lumuntu elapha futhi kungokwembangela elungileyo futhi umalusi lebhodi lingafuna ukuvumelana futhi litshele umalusi phezu kwakho khona-ke makuthi umalusi athi umuntu othilethile uhlezi lapha kasiyazi indoda ungenile futhi wasicela okwe uthi abantwana bakhe balambile asilaso isikhathi asibanga lesikhathi sokuhlolisisa okuthiwoyo bona ngakulento enjalo khona-ke ethu ethu ngakukhona phakathi kwabethu uqobo amadikoni ethu ethu uqobo bahambe bayehlolisisa okuthiwoyo lokho bona futhi khona-ke nxa kufanele khona-ke kwenzeni nxa kungafanelanga lingakwenzi akudingi ukuthi likwenze. Kodwa manje nxa kungumuntu lapha livumele umalusi athi manje ibhodi labaphathi lingitshele ukuthi belingamazi lumuntu kodwa umuntu uhlezi lapha uthi ibizo lakhe nguJim Jones kumbe loba ngubani okungaba nguye futhi uhlezi khona lapha ungasukuma mnumzana Jones. Manje mnumzana Jones ekuqineni kwenkonzo ume nje emnyango wemuva lapho lapho uphuma futhi nxa bekhona abantu abezwa enhliziyweni yakho kumbe loba yini ofuna ukuyenzela lindoda mnikeni lapho liphuma phandle. Kuyazwisiseka lokho manje? Ngikutholile lokho kokwenu kulabo abasethepini futhi omunye wamfoti Collins uweqile ethepini yakhe ngifuna ukuphinda leso sicaphuno njalo nxa ngoba ungomunye wamadikoni nxa kukhona omunye walabo umuntu oyedwa uyangena lo elinga futhi ulesiphangephange futhi ufuna umnikelo ebandleni yekela abaphathi kumbe amadikoni bahlangane ndawonye futhi makuthi ihlangane ndawonye futhi benze isinqumo lesi futhi-ke batshele umalusi ukuthi kungenziwa njengalokhu bavumele umalusi makuthi ukuthi lindoda ethile limbize ngebizo kasimazi futhi umthetho wethu lapha yikuhlola singakathatheli abantu iminikelo futhi lokho yikuthi abangabethu uqobo kodwa lindoda lapha uthi webukele phansi ube le ndaba yesiphangephange ulabantwana abagulayo yena uzama ukutholela abantwana bakhe umuthi kumbe loba yini okungaba yikho isiphangephange. Manje umile khona lapha ungasukuma mnumzana bona futhi umvumeleni asukume futhi athi manje lina bantu bonani lokho ukuthi yena ungubani. Manje ekuvaleni kwalinkonzo lindoda izakuma lapho emnyango ophambili labantu bephuma ozwa ukuthi ufuna ukunikela kulokhu ukhululekile sikumemezele kuphela ebandleni awukuvumeli uyakumemezela kuphela bona leso yisiphatho kwemzini bona liyazwisisa manje kulungile ngicabanga ukuthi lokho kuyawuqeda lowo mbuzo. Uthini ngamathephu? Manje njenge uthini ngamathephu lophawu lokubuza njengoba abaningi babhalela ihofisi futhi bekusola ngesenzo phezu kwamathephu kanjalo mayelana ngabanye ebandleni bethengisa amathephu nxa umnumzana Magwaya kufanele abhadale inzuzo kuwo. Kulungile, amathephu angesivumelwano futhi nxa angikwazi khona kanye lapho isivumelwano esiphelela khona kodwa abaphathi lokhu kungokwabaphathi hathi amadikoni abaphathi hathi umalusi abaphathi abaphathi izikhathi zonke babhala isivumelwano ngendlela engikuzwisisa ngayo. Futhi ngalokhu lokhu kungayisikho khona ke abaphathi baya kuqondisa laba abaphathi balesivumelwano lo muntu oyenza amathephu futhi amathephu angelungelo. Akula omunye umuntu ongenza amathephu phandle kokuba evunyelwe ngumuntu olelungelo futhi kangeke athengiswe ngaphandle kokuba evunyelwe ngumuntu olelungelo ngoba yiwo umthetho. Bona ukuthi ilungelo likuphethe. Bona futhi nxa lo ophethe ilungelo efuna ukuvumela usibanibani enze amathephu lokho kukuye. Nxa efuna ukuvumela wonke umuntu enze amathephu lokho kukuye. Nxa efuna wonke umuntu ukuba athengise amathephu ukulowo muntu ophethe ilungelo ufanele abe le nothi encinyane ebhaliweyo lisayinwe ngumphathi welungelo ukwenza lokuthengisa amathephu ngoba khona-ke usobala emthethweni ngoba nxa engakwenzi umuntu ulelungelo kikho wena uyazehlisela icala sibi sakho nxa kungaba lo muntu omubi ofuna ukubangela uhlupho engakwenza sibili ungeqalelwe elungelo ngoba lokho kunjengelungelo lobunikazi liyabona into efanayo alivunyelwa ukukwenza kuyifayinde enkulu kakhulu ukwenza lokho.
If the people are making tapes,
ngakho nxa abantu besenza amathephu mhlawumbe balesivumelwano esivela kumnumzana Magwaya ohola inzuzo kumathephu futhi manje futhi angazi lutho ngalokho ngoba angikho lapha lani okweneleyo ukuba kwazi ukuthi izinto lezi zingobani lokuthi kuzabe kukhonjelwa kubani. Ngithemba ukuthi umnumzana Magwaya ulokhu esaselawo ngoba phandle le ngiseCalifornia kumbe Arizona lapho engikhona. Ngiyazwisisa balokhu bethenga amathephu eCalifornia. Umfowethu Suthman ubabazela kamnumzana Magwaya ongumfowethu lapha ebandleni. Ngicabanga ukuthi umnumzana Magwaya ulokhu esaselakho ilungelo kukho. Futhi manje bekulokukhonona isikhathi sonke ekwenziweni kwamathephu. Manje nxa kulokukhonona phezu kwaloba yini okuhambisana lezi mali zaleli bandla, kungumlandu kubaphathi ukuba babone ukuthi leyo nto ilungisiwe. Bona akufanelanga loba kanjani kumbe khona loba yini. Manje liyabona lapha ukuthi kuleli khadi lapha ukuthi babhalela ehofisini futhi bekusola. Ukukhuluma iqiniso ngibele incwadi eziningi phezu kwakho futhi befuna ukwazi ukuthi kungani bengenelisi ukuthola amathephu abo. Manje liyazi isivumelwano senu lalo olelungelo njengoba ngizwisisile amathephu angifuni lutho lokwenza ngawo sibi sami. Nxa umuntu engasebenzisa ithephu ukuqhuba ivangeli amen. Kodwa kuqala umfowethu Robertson lalabo abaqala ukuwayenza, umfowethu Bila labanye abaningi babo baqala ukuwayenza, futhi-ke abafana ababili umfowethu Mesa lomfowethu God bawenza okweminyaka. Futhi yebo lapho omunye wamadoda esewayenzile kube khona ukukhonona kubo bonke, kodwa kukhangeleka lapho kungasikude kube lokukhonona okuningi mayelana ngokungatholi amathephu abo. Abantu banyibizile elizweni lonke jikelele, futhi-ke okunye kuyikuthi amathephu abo ekhalisa enye into umzuzu owodwa futhi aphinde ukukhala kokunye enye into, futhi-ke kabazwisisi lokho ayikho. Manje laba bantu ababhadalela amathephu lawa kumele bathole ithephu eqotho. Kangilandaba lokho okufanele bakwenze ukuwathola, sifuna ukubona abathengayo bethu labafowethu, okuyikuthi abathengayo bethu labafowethu lokunjalo kufanele babe le number one tape. Manje lina baphathi bonani kulokho ukuthi abantu laba bayasuthiseka. Nxa bengasuthisekanga imali yabo kumele ibuyiselwe kubo masinyane. Futhi omunye umuntu ungibizile futhi uthi bebelindele amathephu okwezinyanga. Manje angazi ukuthi umfowethu Magwaya uphathwa njani kulokho. Angazi lutho ngalokho njengoba ngingazi lutho ngakho, futhi akusimsebenzi wami ukungazi lutho ngalokho. Kungumsebenzi wakhe lalabo abaphathi, futhi kangizami ukungena kukho, kodwa ngiyalitshela nje lokho umthetho wakho oyikho. Bona umthetho wakho yikuthi amathephu lawa kusukela ngesikhathi bethumela ukuwathatha lawo mathephu afanele ukuba sendleleni yawo phakathi kosuku kumbe ezintathu kumbe ezine kumbe insuku ezinhlanu emva kokuba sebethumele ukuba lalawo mathephu kufanele abe phakathi eposo. Kungenjalo ilungelo lokuwathenga lingakachithwa ngaloba isiphi isikhathi lapho lezi zilayezo zingalalelwanga. Bona manje futhi zonke inyanga eziyisithupha kumbe umnyaka lokhu kufanele kuvuselelwe. Lesi sivumelwano kufanele sivuselelwe, lifanele lihlangane kulolu suku oluthile, lilelungelo elitsho ukuthi kumele lihlangane. Futhi khona-ke kufanele kube njalo ikuba abanye abantu kufanele bangene kuleso sikhathi, futhi kufanele lazise abanye abakade bebuza ngamathephu futhi bangene lesivumelwano sabo futhi bahlale phansi futhi likukhulumisane. Manje lezi izilayezo kufanele zikhutshwe. Bona futhi kufanele zikhutshwe kahle ngoba zilokukhonona bakhonona ngolo liyo lo chini wakonona omuntu onge ikukonona lopoti magwaya kuti kuzave kukonona omunye omuntu kodwa asifumaneni kuti kuyini ukukonona kuyiko.
Now but when the tapes are begin to pile up boxes of
manje kodwa lapho amatepu eqala ukubutheleka amabhokisi awo izincwadi ngamadazeni zithululeka phakathi futhi baya bona akuweli ngemuva kumenzi wetepu kuwela kini bahlezi bengipopotela ngakho. Manje kungumlando wami njengomkristu ukubona ukuthi abantu bayathola lokhu abakubhadalelayo futhi ngifuna lina baphathi libone ukuthi bayakuthola nga bezafanele ukuthi babhadalise okuningi. Tholani itepu engcono, tholani umtshina ongcono. Sifuna umuntu enze leyo tepu abe ngoyenza kahle, yikho esikuthakazelelayo. Itepu kumele yenzwe kuhle futhi othengayo kumele asuthiseke. Kumbe misani yonke into yetepu, asiyikuba lamatepu. Vumelani nje loba ngubani awenze ofuna ukuwenza kodwa nga baza kuwabhadalisa kababone ukuthi bayathola lokho abakubhadalileyo ngoba leso isiKristu. Lokho akwedluli ukwenza futhi lapho besiza lapha kuzona lena evangeli ngifuna ukubanika okuhle lokho engikwaziyo ukubanika bona futhi lapho besiza lapha ngifuna ukubona ukuthi wonke umuntu futhi lakho konke kuyenziwa yiso esizathu ngilitshela madikoni baphathi labelu silapha lobu busuku ukuthi kumele lenze lokhu ngokugcweleyo ngoba abantu babuya lapha ukuzofumana uNkulunkulu futhi kumele sibe lezinto lezi zihleliwe futhi njalo amathepu kumele abekwe endaweni ngabe za kubhadalisa okuningi ngabe lamathepu ohlobo oluphansi abawenzayo khona ke tholani amathepu angcono ngakufanele bawakhweze intengo bawakhweze intengo umuntu makathole lokho abakubhadaliselayo. Angikhathali ngitsho loku kodwa kwenzuzo, ngitsho ipeni eyodwa futhi ithabhanikeli kalikhathaleli. Angifuni ukuthi libe njalo, ingakukhathaleli lokho inzuzo. Ngabe ngabhadala ezinye ngithemba lingathatha inzuzo encinyane ngoba enziwe lapha. Ngicabanga ukuthi into abayikhulumileyo mnumzana Mila futhi labo mayelana ngomthetho esabalawo sathatha inzuzo ethile kumbe okunjalo lokho kukini lonke ukubona kulokho angilalutho lokwenza lalokho ubekwe ndawonye lina lonke linakekele lokho. Angeke nginakekele konke, ngiyalitshela nje indlela okufanele kube yiyo futhi lokuthi kuphathwe njani. Lokho lizwisisile ngathi kumele kuphathwe njani, ngakho sifuna lokhu kuphathwe kahle. Futhi nxa bemele babe nomtshina ongcono wokukuthatha khona ke thatha umtshina ongcono nxa kufanele kube yi. Manje ngathi kibo ngathi wonke umhla imishini engiya khona enkundleni ningakahambi ngizalazisa ukuthi iziphi intshumayelo engiza kuzitshumayela phandle lapho into esengivele futhi ngilithembisile lonke engiza kuthatha kakutsha njalo ngesonto ebusuku ukuthi ngingakatshumayeli loba umbiko omutsha kuzavela kuleli thabhanekeli kuqala ngoba bakhanya belokhu rekhoda okungcono. Ngiyakukhumbula lokho khona-ke lokho engibuya lapha ngitshumayela imibiko yami khona-ke ngibuyele phandle futhi ngazise umuntu wethepu ukuthi iziphi inkonzo. Baya ngibuza iziphi zakhona, kuyini oza kukuthumayela. Ngamtshela lobu busuku ngizahamba lusibanibani lobu busuku usibanibani ukuze bebe lakho kwenziwe futhi kulungiselele othengayo ukuba ayithole khonapho, ayithole khona lapho itepu engcono okwedlula abalayo phandle emhlanganweni ngoba kwenziwe khona lapha ithabhanekeli lapho imisindo izwakala kuhle bona. Manje ukungena kulokhu kuvangela okukhulu lokho engiza kwenza manje phethi yakolwandle lezinto. Angeke ngikuthembise lokho uyabona, angeke nithembise ngiza kuthumayela umbiko wami wokuqala lapha ngoba lapho uthumayela ngalapho imibiko kumele ube lento lezo liba lilaja kuwe futhi kubotshelwe ukuba lilaja kulabo abalilalelayo. Kumele wenze into eyahlukileyo uyabona futhi ulethe njengalokho umbiko ukhona kodwa mabafake umtshina enkundleni kumbe loba yini okuyikho. Lokho kuzathatha amathepu lawa ngokupheleleyo futhi benze itepu epheleleyo, itepu ngayinye ikhaliswe njalo futhi ihlolwe ingakahambi kumbe limise yonke into futhi lingabi lento yokwenza. Umuntu wonke makazenzele itepu yakhe uqobo bona kodwa kayenziwe kuhle bona ukuze lokhu ukukhonona kume. Asifuni ukukhonona lakancinyane ngakulo kukhonona, asikunakekeleni khona-ke siqedelane lakho. Manje ngizaphangisa masinyane ngokwenelisa kwami ubili kule ngaba mibili eminye imibuzo lapha kumbe imithathu khona-ke siza kuba sesiqedile. Kuze kufike ngaphi mfowethu Branham lapho kumbe umdikoni angafika khona ukugcina uhlelo ebandleni? Kufanele sigcine uhlelo kumbe silindele umfowethu Neville aze asitshele lokho okufanele sikwenze? Lowo kayisiwo umsebenzi kamfowethu Neville, ngumsebenzi wenu bona. Alitsheli umfowethu Neville lokho okokuthumayela ngakho lokuthi akuthumayele kanjani bona. Lowo ngumsebenzi wenu, lina madikoni kumele likwenze lokho. Unakekeleni lokho, lokho akusilutho kumfowethu Neville. Lowo ngumsebenzi wenu bona. Manje nxa ipolisa liphandle lapha esitaladeni futhi libone umuntu entshontsha impahla ngemuva kwemota, engabiza umeya futhi athi, manje meya wena mhlonitshwa mnumzana, ngisebenzela wena lapha kuleli butho lamapolisa. Manje ngithole indoda esitaladeni lapha, uya ubetshontsha amathaya emoteni izolo ebusuku. Manje angazi nje uthini ngakho lokho. Aha, bona. Bona lokho akungeke kube lengqondo kungaba layo na hathi mnumzana nga wayesenza into embi umbobe futhi nga umuntu esenza into embi lapha ebandleni kumbe ngubani umiseni khuluma labo ungazikhukhumezi kodwa nga bengalaleli khuluma ngendlela yokuthi bayazi ukuthi uthini bona njengokuthi utshela umntwana uthi buyela emuva lapho futhi akaziphathi matikoni hlalani endaweni yenu beka kulabane benu hlalani ababili phambili lababili emuva kulawa makhona kumbe kwenye indawo kanjalo futhi likhangelisise sibili amahlongandlebe layo yonke into engena kanje liyabona futhi lilinde wobani sendaweni yenu yomsebenzi futhi lihlale khonapho leso yisihlalo sakho kumbe lime eceleni komduli futhi likhangele umuntu wonke engena phakathi umdikoni ugcina indlu kaNkulunkulu omunye umuntu uyangena khuluma labo oba lapho ukuze babingelele khawule isandla sakho lokho ulipolisa singakutshengisa ikamelo lamabhatshi na kumbe ungahlala phansi na singakupha isihlabelelo kumbe enye into na kumbe manje singathanda ukuthi uzikholisele sibi sakho lapha futhi ukhuleke futhi siyathokoza ukuthi ulapha kanye lathi lobu busuku bakhokhele khona phansi endaweni futhi uthi ungathanda ukuba seduzane kumbe ungathanda ukuba semuva lapha kumbe loba ngaphi lokho yikuphatha kahle abemzini ipolisa kumbe umdikoni ipolisa lamasotsha ebuthweni umusa kodwa ngokuba lamandla bona yakwazi lokho ipolisa lesisotsheni eliyikho ngempela nxa ethatha amalungelo akhe icabanga ukuthi unjengomfundisi wesisotsha liyabona na umusa layo yonke into kodwa kukanti ulamandla bona kumele limnake bona ubeka lezi iziqhwali ziyaphuma phandle lapho futhi zidakwe ngani uyababeka endaweni yabo futhi kanjalo umdikoni uyababeka endaweni yabo manje khumbula umdikoni ulipolisa futhi ihofisi yomdikoni iwome kakhulu ukwedlula loba yiphi ihofisi ebandleni angazi ihofisi ome ukwedlula ihofisi yomdikoni kunjalo ngoba ulo msebenzi oqotho futhi uyindoda kaNkulunkulu uyindoda kaNkulunkulu ngokufana lomalusi eyindoda kaNkulunkulu ngeqiniso uyikho uyinceku kaNkulunkulu manje abaphathi into kuphela bangaphansi komlando ngoNkulunkulu ukukhangela lezo zimali nokunakekela lokho ezinto ezihamba kanjalo ngilitshelile ngamathepu lawo futhi langezinye izinto lapha ezenzakalayo mayelana ngesakhiwo lokulungisa lokuthatha izimali lezinto yikho abangabaphathi ngakho impahla izimali lezinto amadikoni awala lutho lokwenza kulokho futhi kanjalo lo mphathi akalalutho lokwenza ngehofisi yamadikoni manje nga amadikoni efuna ukucela uncedo lwabaphathi kuloba yini kumbe abaphathi amadikoni futhi lonke lisebenza ndawonye kodwa leyo yimilando yenu ikwehlukanisa bona kulungile manje hatshi lingabuzi umfowethu nevayile nga umfowethu nevayile elicela ukwenza enye into khona-ke lo ngumalusi wenu ngomusa lothando la yonke into nxa wayengathi mfowethu Collins mfowethu Ikason mfowethu Tony kumbe omunye lingabona ukuthi kuyini okungalunganga emvale ekhoneni endaweni yomsebenzi kanjalo liyazi njengomuntu uqobo kaNkulunkulu khumbula kalisebenzeli iBranham Tabernacle la kanjalo kalisebenzeli umfowethu Neville kumbe mina lisebenzela uJesu Kristu bona lina yikho eliyikho ku futhi uhlonipha ukuthembeka kwenu ngokufanayo njengalokho ayikho kulowo malusi kumbe loba ngubani omunye umuntu ukhangelele ukuthembeka kwenu futhi sifuna ukutshengisa ukuthembeka kwethu manje kwezinye izikhathi kuba nzima kunzima kimi ukubona umthumayeli ehlezi lapho engimthanda ngenhliziyo yami yonke kumele nje ngimtshele sibili bona kodwa ngendlela yothando ngelule isandla sami ukumsiza kodwa bona futhi babuya kimi futhi bathi mfowethu Branham ungumuntu nje omangalisayo kungani ungayikethisi nje kancinyane kulolo bhaphathizo futhi lalokhu lokho lokunye futhi lokho kuvikeleka lenzalo yenyoka ngithi mfowethu ngiyakuthanda kodwa manje kasithathe nje umbhalo futhi sibone ngubani oqondileyo kumbe ophambukileyo bona kufanele ngenelise manje mfowethu Branham ngiyakutshela ophambukile kukho konke bona aqale ukuphaphatheka ngithi mhlawumbe nginjalo khona-ke nxa nginjalo iqiniso futhi uyangitshela wena uyakwazi lapho engiphambuke khona khona-ke ngitshengise lapho engiphambuke khona futhi ngiyafisa ukukuthatha bona into efanayo heyi awulamsebenzi wokutshela lowo mntwana ukuthi ahlale phansi manje umdikoni ungumgcini endlini kaNkulunkulu bona manje nxa unakekela indlu kaNkulunkulu futhi ayigcine ihlelekile yikho lokho umbhalo okuthoyo futhi nxa ulenye into umdikoni afanele ayenze ozani ngilitshele bona nanso into efanayo kodwa lo ngumlando wenu ukwenza lokho yebo usekeleni nje futhi akufanelanga libuze loba ngubani lo ngumlando wenu nje umfowethu Neville kabuzi muntu ibandla kalidingi ukubuza ngitho abaphathi kabadingi ukuthi bahambe bayobuza umfowethu Neville nxa efuna uphahla lufakwe kuthabhanekeli bona hatshi lokho akusiyi lutho kumfowethu Neville akusiyi lutho kimi lokho kukini amadikoni kadingi indlela efanayo kumalusi kuyini oza kuthumayela ngakho angifuni ukuthi wenze lokhu abalamsebenzi ukukhuluma lokho ungaphansi kukaNkulunkulu bona umalusi wabo futhi-ke nxa umfowethu Neville ethumayela umbiko lo inkosi esinike wona futhi sisonke kulokhu futhi nxa ngingatshela mfowethu uNevile into engayisiyo uNkulunkulu ngipha umlando ngakho kunjalo bona ngakho uNkulunkulu ungubasi wakho konke bona futhi siyasebenza nje njengabameli bakhe liyabona phansi lapha ezikhundleni lezi ngiyacela chasi umbuzo olandelayo futhi-ke ngicabanga kulomunye owodwa futhi-ke sizakuma ngicela uchasise nje ukuthi izipho zendimi zisebenza njani ebandleni lethu ngikwenzile lokho kunini lapho ibandla elingabe kwakhona ohlelweni njengebombe nje lapho izipho ezifanele zisebenze khona sikuchasisile nje lokho zingaki nje i-CHRISTMA ungabona ukuthi kuyini izikhaliso zingaki izikhaliso okufanele sibe lazo ebandleni ngaphandle kwe-ogani le-piano awu kuya ngokuthi ngabe lile bhendi yamakatari kumbe loba yini ebelilakho uyabona angikwazi lokho elilakho ukuthi lokhu kutshoni angikuzwisisi kodwa i-ogani le-piano impahla yebandla manje nxa umhlabelisi engathatha umqondo wokuba nempondo lamakhonethi lokunjalo kanjalo futhi omunye umuntu ungenile ebandleni futhi bakhalisa lezi izikhaliso futhi babesebhendini futhi-ke yebo khona-ke lokho ngobabaphathi benu ukukuthatha labaphathi benu futhi babona inqabe le mali ukuthenga izikhaliso zabo lokunjalo kumbe loba yini kanjalo ngiyathemba yiwo umbuzo wabo oyiwo kodwa nxabe lezikhaliso zabo uqobo kuhle nxabe ngela izikhaliso zabo uqobo futhi belilunga lapha lebhendi hhathi nje umuntu ogijima phakathi lapha futhi akhalise kanye ngesikhathi futhi aphume kanjalo kumele kube yibhendi ebandleni ibandla alingeke lithengele umuntu uphondo olukhalisa lapha futhi kusasa ebusuku kwenye indawo futhi kwenye indawo futhi angene phakathi kanye ngesikhatshana futhi akhalise kancinyane hathi mnumzana kufanele kube yibhendi khona lapha ibhendi ehleliweyo elilo lomkhokheli futhi-ke ibandla likhulume labo ngokuthenga izikhaliso ngiyacela chasisa nje ukuthi sikwenze njani ukuthi thina amadikoni singagcina njani abantu nje endlini engcwele ngaphambi kumbe ngasemuva ngicela uchasise amadikoni agcina njani abantu bethule endlini engcwele ngaphambi futhi langemuva kwebandla o kulungile ngizanikeza lumbono bazalwane manje lapho kulento enkulu ngifisa ngabe besilesikhathi esiningi ukubeka kikho ngoba kutsho enye into kithi bona manje ibandla kayisilo nxa lifuna ukukhalisa ithephu ngobunye obusuku futhi liyikhalise ngaphambi komhlangano ukuthi abantu baza kuzwisisa lokhu makukhaliswe lingxenye yethephu nje kodwa hathi okuningi lokhu nje loba yiphi ingxenye yalokhu elifuna ukukhaliselwa into ethile qhubeka nje liyihambise lize liyithole futhi-ke liyikhalise bona ngoba kuyimibuzo manje amadikoni ebandla futhi njengoba ngitshilo ngamapolisa ebandla kodwa ibandla kalisilondlu nje yokuhlanganyela okobudlelwano lobungane lokudlala ibandla liyindlu engcwele kankulunkulu sibuya lapha manje nxa sifuna ukuhlangana omunye lomunye mangibuye endlini yakho lina lize endlini yami kumbe liye endlini yomunye lomunye futhi lihlangane omunye lomunye kodwa nje ukudlala lapho ebandleni lokukhuluma lezinto ezinjalo akulunganga bazalwane sibuya lapha sisusa into yonke engqondweni zethu nxa singabuya lapha khangelani indlela esasivame ukukwenza iminyaka edluleyo udade geti wayekhalisa ipiyano lapho ngiselusa lapha ngangimele ngibe ngumalusi umdikoni umphathi yonke into ngasikhathi sinye bona kodwa ngangimele ngikwenze manje alidingi ukuthi likwenze ngaleyo ndlela bona ngoba lilamadoda ukuqhuba lokho kodwa lapho ngangilama-asha umfowethu stewart futhi labo bonke emnyango babe lamabhuku ebuthelelwe ngalapho emnyango ehlezi esihlalweni kumbe enye into okunye futhi lapho omunye womuntu engena wabatshengisa indawo yokulengisa ijazi lakho kumbe ukubazisa esihlalweni sabo ubanike isihlabelelo futhi ubacele ukuthi babe semkhulekweni futhi-ke wonke umuntu wahlala esihlalweni sabo futhi wakhuleka ngokuthuleyo kuze kube yisikhathi sokuqala bona futhi-ke ngesikhathi sokuqala udadegeti umdlali wepiyano wasukuma lapho futhi waqala umyuzik ngaphambi lapho abantu besiza ndawonye ngingapha lumcijo ukuthi libe lokukhalisa ipiyano kwenu ukusukuma lapho lo myuziki omuhle sibili nxa engeke abe lapha kubekeni ethephini futhi-ke liyikhalise kumbe enye into okunye futhi libe lo myuziki umyuziki ohloniphekayo omnandi ukhala ngakho futhi licele abantu futhi nxa abantu bengaqala ukukhuluma futhi beqhubeka kanjalo omunye wamadikoni makaye kumayikrofoni phezulu lapho etafuleni futhi athi kanjalo Liti, etapa negeli lapa. Sifuna libuye uzo konza. Kasinge nzi umsindo manje. Lalelani kumyuzini. Tatani isihlalo senu. Lihlale phansi, lihloniphe, bona. Kuleka, kumbe ubale iBhayibheli. Lokhu endaweni engcwele lapha, kulapho inkosi ehlala khona. Futhi sifuna wonke umuntu ahloniphe sibili futhi akhonze. Hathi ukugijima-gijima ngalapho, ukhuluma izinkonzo zingakaqalisi. Zibuthaniseni sibi senu, futhi libuye lapha ukuzokhuluma enkosini, bona. Kungaba libe semkhulekweni othuleyo, bona. Kumbe libale iBhayibheli lenu. Lapho ngisiya ebandleni lemabhu phezulu lapho Norman Vincent Peale. Lezwa ngayo, uyabona. Futhi ngangena phakathi isazi sezengqondo esikhulu, umfundisi, liyazi. Futhi ngangena ebandleni lakhe, ngacabanga nje, lapho ngafisa ithabanekeli lami lingenza lokho njalo. Bona amadikoni ami khona lapho iminyango, masinya nje ungena. Bona, yebo-ke, bayakunika isiliphu sesikolo sesonto. Bakuthathe bakuse phansi. Wayemele angene kathathu, liyazi, lithwala kuphela phose amakhulu amane kumbe amahlanu, liyazi, futhi iNew York yindawo enkulu. Futhi uyindoda edumileyo, futhi ngiyacabanga kwakumele abe lekilasi eyodwa ngelethumi nta, futhi leyinye ngelethumi lanye. Intshumayelo efanayo iphinda njalo, inkonzo efanayo qathu, ikhasi lephepha elifanayo. Kodwa lapho bephuma, futhi babele, ngiyakholwa, imizuzu emihlanu ukuba ibandla khona kanye, akula omunye umuntu, owayengangena baze baphume, khona-ke amadikoni avula indlela, lelinye ibandla lagcwaliswa. Babele zihlalo lezi ezindala zamabhokisi liyazi, bangena phakathi kanje, futhi bahlale phansi ezihlalweni lapho ovula khona umnyango, isidala, ibimile lapho okweminyaka engamakhulu amabili ngiyathemba, iMabu Church endala injalo.
You could have heard a pin drop anywhere.
Futhi wawungezwa lephini iwela loba ngaphi kulelo bandla lomuntu wonke emkhulekweni okungaba imizuzu engamashumi amathathu inoti yokuqala engakaze ichaywe ku-ogani isingeniso. Bona, futhi nje wonke umuntu emkhulekweni ngacabanga kumangalisa okunganani khona-ke lapho leyo mthumayeli leso singeniso okungaba ngicabanga ukuthi bakhalisa isingeniso esisodwa okungaba imizuzu emithathu kusiya kwemihlanu. Umkhulu kangakanani kumbe enye into enjalo kuqhubeka kanjalo futhi-ke lapho bekwenza wonke umuntu wama ukukhuleka wayelalela isingeniso bona kunika inguquko kusukela emkhulekweni kusiya esingenisweni futhi-ke lapho bekhalisa leyo khona-ke umkhokheli wekwaya wakhokhela ikwaya. Khona-ke baba lengoma ebandla lekwaya futhi-ke basebelungiselela ikilasi yabo esikolo sesonto bona futhi-ke lapho sekuphelile kwakungelalutho olwenzakalayo ngaphandle kokukhonza kwaphezulu sonke isikhathi futhi yikho lokho esikulandayo lapho futhi ngiyacabanga kungaba yinto enhle nxa ibandla lethu futhi ngiyatsho nje lokhu thina sesivele sizakwenza bona ngasikwenzeni nxa omunye umuntu esenza loba yini futhi esithi ukuthi ngicabanga ukuthi kungaba yinto enhle nxa kuyinto enhle khona-ke kasikwenzeni bona kasifuni ukulahla into enhle sizakwenza kungenani bona futhi nje qhubeka futhi ume phezulu lapho futhi ngabe ekuseni kumbe enye into enjalo abantu bevakatsha yeka nje omunye umuntu kumbe omunye wamadikoni kumbe omunye umuntu ahambe phezulu lapho futhi athi kwenziwe kwaba ngumlayo ethabhanekelini lapha angikwazi ngabe kwenza bengabe bekwenza angikho lapha uyabona angikwazi kangikho lapha izinkonzo zingakaqalisi futhi lapho bengena phakathi futhi beqala ukukhuluma makuthi omunye umuntu akhwele phezulu lapho futhi athi nje okwesikhatshana nje bona makuthi thatha utade umncinyane akhole phezulu lapho futhi menze akhaliseleyo music nxa ungakwenzi kufake ethephini futhi likukhuphe phandle lapho bona umusic we-ogani futhi uthi manje thina silo mlayo omutsha ethabhanekeli lapho abantu bengena lapha akumelanga sinyenyeze sikhulume kodwa akukhonza bona manje imizuzu emilutshwane nje inkonzo iyakube isiqalisa kuze kube njalo-ke bala nje ibhayibhili lakho kumbe ukhothamise ikhanda lakho ukhuleke uthule futhi izikhathi ezimbalwa kanjalo bazafunda bonke bona lingizwa umuntu ekhuluma khona-ke nxa kusiya phansi emva kwezikhathi ezilutshwana kanjalo ngemva kwesikhathi ufike endaweni lapho omunye uthi bona omunye ekhuluma akula omunye okhulumayo uyabona awu khona-ke omunye wamadikoni uyahamba phezulu futhi athi sifuna ukuthi likhonze ngesikhathi senkonzo uyabona bona akusiyo ndlu yokukhuluma yendlu yokukhonzela yazwisisa na ngicabanga ukuthi lokho bekuyikho ngiyacela chasisa yebo kasiboneni yebo ngiyacela chasisa ukuthi kanjani amadikoni kufanele endlini engcwele yebo yikho kuphela kunjalo yikho kulungile manje nanku owokucina mfowethu Branham lapho sibe lamathuba ekuqaleni kwenkonzo inso hatshi sibe lokukhonona kubhalwe ngamancinyane sibili futhi le sibe lokukhonona akusikho na sibe lokukhonona ekuqaleni kwenkonzo sibe kasiboneni sile ngoma ubufakazi le mikhuleko lezicelo zomkhuleko ukuhlabela okukhethekileyo futhi mhlawumbe sikuthole singene embikweni ngelethumi lanye kumbe sokwedlule Kodwa kasila sikhathi esiningi kakhulu selizwe.
Some of the people get restless.
Abanye babantu kabahlaliseki futhi babe bayasuka ngaphambi koku soku ku ngaphambi kokuba isiphelile.
Please explain how many songs and
Woyi ngiyacela chasisa zingaki ingoma lesikhathi bani sokuqala umbiko futhi ngesinye kwesinye isikhathi silomkhuleko izicelo zomkhuleko futhi kugcina sokusemhlanganweni wobufakazi ezinye izinto lezo ezingakhangeleki iziqondile kuleso sikhathi. Manje ngithemba ngikutholile lokho. Ubhili uzama kungisiza lapha phezu kwetepu wenzakale omunye umuntu emhlanganweni enkonzweni elalele kulokho okwakuyikho. Ubhili ozama ukungincedisa ukukubala ngoba kubhalwe kwaba kuncane kakhulu futhi bengingeke ngenelise ukukubona. Ngithole umqondo kuyiwo ukuthi zingaki ingoma okufanele sizihlabele singakaqalisi inkonzo futhi isikhathi bani inkonzo okufanele iqalise. Manje into yokuqala engifuna ukuyenza lapha yisivumo. Futhi lapho ngiphambukile ngifuna ukuvuma ngiphambukile bona futhi ngiza kwenza isivumo lapha ukuthi ngingathi ngingumkhokheli walokho ngoba bekuyimi engibamba lezi izinkonzo ezinde lezinto yikho okungenise ibandla kulinjwayelo bona ngokwenza njalo kodwa akufanelanga kube yikho. Futhi manje khumbula ngilengi bengilitshela lonke isonto ebusuku nxa inkosi ithanda ngesonto ebusuku ukuthi ngizama ukugabanisa inkonzo zami kusukela lapha kusiya nxa kufanele ngihlale iviki eyengeziweyo kusiya kumizuzu engamashumi amathathu kumbe amashumi amane ubude benkonzo zami ngoba sengafumana lokhu ukuthi inkonzo eziyama futhi umbiko uyanikezwa ngamandla nxa ungayakhatshana uyadina abantu futhi abakutholi. Isizathu benginikeza ngangikwazi lokho isikhathi sonke bona izikhulumi eziphumelela kakhulu yilezo ezibakhona kanye ujesu wayengumuntu wamazwi amalutshwana. Khangela intshumayelo zakhe, khangela intshumayelo zikapawuli ngosuku lwepentekosti mhlawumbe kwamthatha imizuzu elitshumi lanhlanu futhi watshaya lapho into leyo eyathumela imiphefumulo ezinkulungwane ezintathu embusweni kankulunkulu bona khona kanye nje endaweni bona. Futhi ngilecala ngoba isizathu ngenze lokho hathi ngoba bengingazi okwahlukileyo kodwa ngenza amathephu bona futhi lawo amathephu azakhaliswa ezindlini okwamahola phezu kwamahola phezu kwamahola. Kodwa lapho liza kufumana isonto ezayo isizathu engikwenzile lisonto ezayo isizathu engenze lezi izinto ngingahle ngikukhulume khona manje ethephini. Isizathu engenze lokhu kungenxa yalumthwalo omkhulu phezu kwami ngombiko waleli hola ukuze ngiwukhuphe. Manje umbiko usuphumile, manje ngithatha imizuzu engamashumi amathathu kumbe enye into kanjalo ngemva kokuqala komnyaka emihlanganweni yami phandle yonke indawo engiya khona futhi ngizame futhi ngize ngibeke inkombalanga yami kumizuzu engamashumi amathathu kumbe ingedluli ngaphezu kwamashumi amane kakhulu. Ngichaye kulowo mbiko futhi ngenze ubizo le-altari nxangi kumbe loba yini engiza kwenza kumbe ngibizele umzila wokukhulekelwa futhi ngingathathi isikhathi esingako ngoba uyadiniza abantu. Ngiyakwazi lokho kodwa khangela lapha ngiyathemba ngomnyaka asikabi labantu abangaba yidazeni abasukumayo futhi baphume futhi kwezinye izikhathi ngiyabagcina lapha okwamahola amabili lamahola amathathu bona kunjalo ngoba bekuyikwenza lawo amathebhu ahamba emhlabeni wonke jikelele bona futhi abantu phandle lapho baza kuhlala okwamahola futhi balalele kulokho abachumayeli lokunjalo igermany Switzerland, Africa, Asia, lakuyo yonke indawo bona belalele kulokho kodwa bona ngendlu engcwele ngokwebandla futhi lokho kulungile ngali lapha lisenza itepu futhi lile tepu yamahola amabili faka umbiko wamahola amabili kikho kodwa ngali ngenzi itepu ngokwenye into kanjalo khona-ke quma umbiko wethu bona uqume umbiko wethu. Ngiyalitshela ukuthi kungani kulabanye abagcwala kalula abanye bathatha isikhathi eside ukugcwala bona kanjalo futhi kumele ube lokujabula okulingeneyo phakathi kwalokho. Futhi manje izikhathi eziningi esona inkonzo zethu ngomhlangano wobufakazi odonsa isikhathi eside engikwaziyo ukuthi ngilecala ngokukwenza futhi uyaphuma phandle lapho elalivame ukuba lemihlangano yesitalada futhi uvumele omunye umzalwane omdala ame phandle lapho futhi uza kuma phandle futhi umcele ukunika ilizwi lomkhuleko futhi uzakhulekela umeya wedolobho lombusi wesizwe lomongameli womanyano lomuntu wonke kanjalo labo bonke omalusi ngalapho liyazi munye ngamunye ngenombolo lodade Jones osesibhedlela lezinto ezinjengalezo. Labantu bemile behamba emhlanganweni wesitaladi bona nje bayaqhubeka nje behamba bona ubadinisile nje thina nje lanqa Bona, into enkulu manje, umkhuleko wakho ufanele ube sensitive, owakho omkhulu, umkhuleko omude, khuleka zonke, yena injini yensitive avala umnyango, kulapho ufuna ukukhuleka khona usuku lonke, ubusuku bonke kumbe amahola amabili, khuleka lapho. Kodwa phakathi lapha, lapho obambe khona abantu, yenza umkhuleko wakho ube mfitshane, uphangise kiwo. Yenzani yonke inkonzo yenu, futhi libeke isikhathi senu esiningi senkonzo kulelo lizwe. Iyo into enkulu. Chaya lelo lizwe ngamandla wonke nje ongawenelisa, bona. Ngenisa ilizwi ebantwini. Manje nanku umfijo wami. Manje kumbola. Ngivumile ukuthi ngilecala lokukhokhela lokhu. Kodwa khona-ke ngilitshelile ukuthi kungani ngikukhokhelele. Ngiyenza amathephu amahola amabili okuthunyelwa phetheya kolwandle layo yonke indawo okombiko, liyabona. Kodwa ibandla akufanelanga lilandele lokho. Umbiko lapha ethabanekele. Emva kwawo amathephu amahola amabili. Ukuba isihambile ezindaweni, bona. Futhi aphume kanjalo.
Here's what your order.
Manje nanku lokho uhlelo lwenu, manginike umzekeliso, kungabe lokho kukuhle umcijo. Ngingatsho ukuthi ibandla kufanele libe leminyango yalo ivulekile esikhathini esithile. Ibandla malingene phakathi, ingoma mazibe zikhala, futhi wonke umuntu makangene akhonze, athi ukuvakatsha. Futhi lingabavumeli ukuthi bavakatshe emva kwakho. Batsheleni ukuphuma futhi baye phandle, athi ukuvakatsha. Nxa ufuna ukuvakatsha, kukhona ingaphandle yonke, kodwa le yindlu engcwele. Lokhu makugcinwe kuhlanzekile. Manje nxa umoya wenkosi usebenza lapha, asiwugcineni ungumoya wenkosi, bona. Futhi kuzaqhubeka uhamba. Nxa lingakwenzi liqaphele amazwi ami, kuza kuwa, kuza kwenza ngeqiniso. Futhi asikugcineni kungumlando wethu. Yikho ngilapha lobu busuku. Gcina nje linto isemzileni, kanye lalezi inhlelo. Manje khangela, ngiza kukhuluma lokhu ngokwejwayelekileyo, ngaphandle sinikeza ikakhulu, futhi libatshele ukuthi lizarekhoda umbiko, bona. Manje nxa umfowethu nevayile lo mbiko lapha, aza kulo mbiko afuna ukuwusa phandle ebantwini, phandle kuthephu. Kumbe enye into, uthi manje ngesonto elandelayo ebusuku, siza kwenza ithephu yamahola amabili. Ithephu yamahola amathathu, kumbe ini okunye, siza kupha ithephu yamabili, kumbe amahola amathathu, kumbe loba yini okuyikho, isonto elandelayo ebusuku. Futhi ke abantu bayakwazi, futhi ke lapho bengena lithi, manje siza kurekhoda umbiko lobu busuku, futhi ngilo mbiko lapha owodwa engifuna ukuthi urekhodwe kuthephu futhi uthunyelwe phandle. Bengizwa ngikhokhelwa ukuthumela lumbiko phandle, futhi uzarekhodwa, ngaba ngamahola amabili, amahola amathathu, kumbe loba yini okuyikho, litsho lokho. Kodwa ngokujwayelekileyo, njengoba ngisenza lapho ngisiya endaweni enjengeminye imihlangano yamadoda asomabhizinisi, zimusi kumbe ngiphumile emihlanganweni yami phandle lapho okomzila mkhuleko. Nxa ngime phezulu lapho futhi nginike umbiko wamahola amathathu okobusuku singakabi lenkonzo yesiliso. Liyabona lapho engikubeka khona, bona. Ngani abantu ubusuku obulandelayo ibandla lakho liyingxenye yalokho elaliyikho, bona. Ngoba abangeke nje bakwenze, kufanele bahambe emisebenzini layo yonke into. Nginganika lumbono walokho ukuthi ngokujwayelekileyo, manje ngakhangela umfowethu evayile izolo ebusuku lapho etshumayela. Manje ngiyazi siyakwazi sonke ukuthi lo kwakungumbiko oyethusayo. Ngathatha amanothi akhe ngilawo lapha esikhwameni sami ukuwasebenzisa kweminye imibiko yami uqobo, kunjalo indlela yokuphepha, bona. Futhi lowo kwakungumbiko omangalisayo, liyabona ukuthi waphangisa kanjani ukuqeda, bona. Phose imizuzu engamashumi amathathu lanhlanu, bona. Futhi wayeseqedile, bona. Manje lokho kwakukuhle. Manje futhi umfowethu nevayile ngokuvamileyo imibiko yakhe injalo, bona. Ayimide kangako, bona. Kodwa lapho elibulala khona umhlangano wenu, yikho konke lokho okudonswayo lingakafiki kukho, bona. Manje futhi lapho elenza khona lokho, manje ngiyazi futhi manje khangelani, angitsho lokho ngokungahloniphikini baphathi kumbe amadikoni kumbe umalusi, kodwa ngiyalitshela nje, bona, lokho okuliqiniso futhi lokho yikho okumele kube yikho. Manje wena kuyini okukwenzayo? Manje wonke umuntu lina lonke lilezimilo ezinhle, lonke lina madoda ngamunye lilezimilo ezinhle. Nxa kwakungenjalo, ngangiza kuthi lonke ngaphandle komfowethu sibanibani akalasimilo esihle, sonke siyamkhulekela, kodwa lilezimilo ezinhle futhi lesineke lithambile, amadoda athuleyo. Lokho kuhle, kodwa ungabi isitabane ngalokho. UJesu wayelesimilo esihle laye, kodwa lapho kusiza isikhathi sokukhuluma izinto. Kulotshiwe, indlu kababa wami yenziwe indlu yomkhuleko, futhi liyenza ubhalu lwamasela, bona. Wayekwazi lapho okukhuluma khona lalapho okungakhulumi khona. Yikho lokho okufanele sikwenze, bona. Kwakungela akukaze kube lo muntu onjengoJesu, wayenguNkulunkulu. Futhi khumbula, yena waze kuluma ngokuba ngumdikoni ebandleni, wathumba weluka intambo ndawonye, futhi akazange alindele ukubaphumisa kakuhle. Wabachaya baphuma, bona, njengendlu yenkosi. Futhi wayedlala ingxenye yomdikoni okomzekeliso kini, madikoni, bona. Wayengumzekeliso wenu, futhi manje kulotshiwe, indlu kababa wami yenziwe indlu yomkhuleko. Manje khumbulani, uJesu wayengumdikoni leso sikhathi, liyakwazi lokho. UJesu wayethatha ingxenye yomdikoni. Lapho esiza kungxenye kamalusi, kuyini akutshoyo, lina bafarisi abayiziphofu, bakhokheli beziphofu, bona. wayethatha ingxenye yomalusi leso sikhathi futhi lapho ebatshela lokho okwakuza kwenzakala wathatha ingxenye yomprofethi bona futhi lapho befuna ukuthi kube lomthelo obhadalwayo wathatha ingxenye yomphathi Petro ehla phansi futhi uphosele uka emfuleni futhi inhlanzi yokuqala oyikhuphayo ile ndibilithi emlonyeni wayo babhadale bona bhadala izikwelete zakho ezifaneleyo wathi kithi nika uKhesari okukaKhesari unkulunkulu okukankulunkulu wayeyikho konke umalusi umprofethi umphathi lomdikoni sibili wayeyikho ngakho ke uyabona lokho akwenzayo lowo ma ube ngumzekeliso wakho endlini lapha kule Ibranam tabanekeli ezifuna ukuba ibe yindlu aza kuhlonitshwa kuyo ngento yonke ihofisi yonke indawo yonke ukuthi kungabi lokubuyisela emuva kube lokuthambeka lokuhlabusa lomusa kodwa khona kanye emzileni wonke umuntu esendaweni yakhe yomsebenzi ubona iyo indlela akufuna ngayo kazange ayekethise lapho kusiza isikhathi sokuthi biza lokho okwakuyikho lokho wakubiza lapho kusiza isikhathi sokutshengisa ukuthambeka khona ke watshengisa ukuthambeka wayehlabusa elomusa ukuzwisisa kodwa elikhuni futhi yonke into yayiqondile ngokupheleleyo layo futhi wenza lokho okomzekeliso wakho manje umoya ongcwele ungiphe lokho nje ngakho kangizange ngicabange ngalokho yena engumdikoni ngaphambili kodwa wayenguye bona wenza njengomdikoni leso sikhathi manje Ngingatsho lokho sithi nga inkonzo zenu ziqala ngelesikhombisa lengxenye nqa leso kuyisikhathi vula ibandla lenyu ingxenye yehola ngaphambili ngelesikhombisa nta makuthi okhalisa ipiano tshelani okhalisa iogani liyambhadala na lonke liyabhadala okhalisa iogani na ngabe ebhadalwa kumbe okhalisa ipiano uyakwenza kungela mbhadalo mceleni ngobumneni loba nqa efuna ukuba abhadalwe ukumnika enye into ngakho limtshele ukuthi simfuna ingxenye yehola ngaphambi kwenkonzo futhi nqa esithi awu angeke ngikwenze kumbe enye into ukukhonona khona ke wabani layo ukuba afike lapha futhi enze itheku yomusic weogani omnandi liyabona futhi yekelani bakani lokho ku akadingakali ukuba lapha isikhathi sonke bekani itheku yenu bona omunye wamadikoni umphathi kumbe loba ngubani ovula umnyango omgcini webandla makayibeke phezulu lapho itheku ikhala futhi mayibe ikhala lapho abantu bengena bona ngoba nqa amadikoni bengekho lapha kumbe omunye umuntu makuthi umphathi kumbe omunye umuntu abe lapha ukukwenza khona ke makayikhalise okwengxenye yehola kodwa khona kanye lesikhombisa lengxenye leyo nsimbi mayikhale phezulu kwesakhiwo bona lilokhu lisazele nsimbi yenu phandle lapho na Yebo kulungile insimbi yenu mayikhale ngelesikhombisa lengxenye futhi lokho kuthi ukuthi azisoze sihambe phezulu laphansi ebandleni futhi siqhawulane izandla loJonzi labo bonke umhlabelisi makabe semsebenzini akungela umhlabelisi lapho amadikoni mababone ukuthi lapho kule kumbe I bonani ukuthi kulomunye umuntu ukuqalisa ukuhlabelisa ingoma lapho leyo nsimbi iqala ukukhala vulani izihlabelelo zenu inombolo ethize bona makube khona ngqe ngelesikhombisa lengxenye Wolungile khona ke libe lengoma yebandla futhi ke mhlawumbe ingoma yebandla yesibili futhi ke libe lomunye osevele wakhulunywa laye nqa lingenelisa ukukhokhela emkhulekweni makuthi umalusi kumbe loba awu umalusi akufanelanga abe lapho umhlabelisi kufanele akwenze lokho ngumfowethu Caps ngiyacabanga bona uza kuba kwazi lokho okukwenza makuthi abe lomunye akhulume kumbe loba yena akhokhele emkhulekweni sibi sakhe wobani lebandla limile emkhulekweni bona sukumani nje futhi omunye akhokhele emkhulekweni Manje nqa lingakhangeli manje siyakholwa ukuthi wonke umuntu kufanele abuye endlini kaNkuluNkulu akhuleke iyo indawo yokukhuleka kodwa lapho likuleyo nje engcwele lontolozani isikhathi senu bona ingababiza bonke phezulu kualtare uzafumana ukuthi kuza kuba lomunye umuntu oza kuba lapho okwethimi lanhlano imizuzu engamathumi amabili isikhathi senu sonke siyaphela iyo owakho bona imikhuleko yakho ingekhaya uJesu wathi lapho ukhuleka ungami njengalokho abazenzisi abakwenzayo futhi okwesikhathi eside wenza umkhuleko omude futhi utsho lokho kumbe okunye futhi konke lokho okuzibonakalisa bona wathi lapho ukhuleka khuleka ngena endlini yensitha vala umnyango ngemva kwakho khuleka kubaba wakho obonayo kusithekeni uza kuvuza obala manje iyo indlela yokuba lomkhuleko ofihlakeleyo yikho lokho athi ukwenze kodwa lapho wena omunye umuntu lapho bengena phakathi yekela umhlabelisi sithi kulungile emva kwengoma yokuqala khona ke omunye makabe lomkhuleko loba ngubani umkhuleko omfitshane nje ungaphakami futhi ukhulekele bonke ababusile kunjalo njengalokho nqa kukhona loba iziphi izicelo zomkhuleko mazaziswe mazithunyelwe phakathi wobani lazo zithunyelwe phakathi zibhalwe othi lapha okwalobu busuku ekubeni lomkhuleko siyakhumbula udade sibanibani umfowethu sibanibani esibhedlela usibanibani banibani bakhumbuleni emkhulekweni yenu lapho likhuleka mfowethu Jones ungasikhokhela emkhulekweni aziphakameni bona makubekwe kuplatform batsheleni mabakujwayele lokho nxa ulesicelo somkhuleko sibekeni phezulu lapha ungabi ukhuluma ngubani olesicelo manje ungasenza saziwe ngo futhi ke into yokuqala omunye uyaphakama futhi athi dumo kuNkulunkulu liyazi futhi aqale njengalokho futhi into yokuqala uyazi ingxenye yehola ngaphambili bengakahlali phansi kwezinye izikhathi bona silomlando ngaleli bandla athi amanye lo ngumlando wethu kuNkulunkulu lezi zikhundla ngumlando wenu kuNkulunkulu bona isizathu ngikhuluma lapha lokhu busuku ngilitshela konke lokho kungenxa yokuthi ngumthwalo wami kuNkulunkulu, kungumlandi wenu. Uthwaleni, bona. Manje futhi lapho enye into enjengaleyo, omunye umuntu makakhokhele emkhulekweni. Futhi lapho bekwenza lokho kuhle, mabakhokhele umkhuleko khona ke bahlale phansi. Nxa olokukhethekileyo, manje angingeke ngikutsho lokho, angisoze ngihambisane. Futhi nxa kungaba khona ofuna ukuhlabela ekhethekileyo, umemezeni ebandleni, batsheleni ukuthi loba yikuphi okukhethekileyo, kumbe loba kuyini okufuna ukuhlatshelwa. Mababone umhlabelisi ibandla lingakaqali futhi abe lakho uthi awu ngiyaxolisa mfowethu, ngingathanda ngempela, ngingathanda ukukwenza, kodwa ngilokukhethekileyo kwami okwalobu busuku. Mhlawumbe nxa ungangitshela uzakuba lapha ngobusuku obuthile, ngiza kukubeka ohlelweni. Bona ngilo hlelo lwami lubhaliwe lapha. Makuthi mfowethu Kate, kumbe loba ngubani ohlabelisa ingoma, futhi kube lo mhlabelisi, kungela ndaba lokuthi ngubani. Futhi lingabayekeli bame futhi bakhulume, kumbe baqhubeke sengathi bangabachumayeli. Bona bavumeleni bame phezulu lapho futhi bahlabelise ingoma. Lo ngumsebenzi wabo, kungumsebenzi kamalusi ukuchumayela. Bona hathi ukuhlabelisa ingoma, akafanelanga ahlabelise ingoma. Umhlabelisi uyahlabelisa ingoma, ulomlando, futhi kumele aphume kakutsha ngaphansi kogcobo lukamoya ongcwele ehofisini phakathi lapho kwenye indawo lapho kusiza isikhathi. Akadingi ukuba abe kuplatifomu lokho kusenzakala. Makahlale ehofisini emuva le, bona, kumbe ngemuva phakathi lapha, kumbe loba kuyini okuyikho, imitshina ehambisa amazwi lapha iza kuletha phakathi. Bona lapho sokuyisikhathi, lapho esizwa lokho kokucina, nxa kulokukhethekileyo njengohlabela yedwa ababili, kumbe enye into okwengoma yakho yesithathu. Bona ukuthi kubele izingoma zebandla ezimbili, umkhuleko, umnikelo wenu nxa liza kuyawuthatha. Futhi umuntu wonke makabe sendaweni yakhe yomsebenzi. Uthi kulungile lapho sihlabela ingoma yokucina. Manje nxa ama-asha engathanda mabaze phambili okomnikelo wantambama. Bona futhi lapho beqeda ukuhlabela leyo ngoma, nampa ama-asha emile lapha. Uthi kulungile, manje siza kuba lomkhuleko. Futhi ekunikeleni umkhuleko, sifuna ukukhumbula usibanibani lapha losibanibani abale lokho liyazi. Njengalokho kulungile, wonke umuntu uyama. Mfowethu, ungasikhokhela emkhulekweni, khona-ke sekuphelile konke. Khona-ke lapho behlabela ingoma yesibili, kumbe loba yini oyihlabelayo, liza kuthi ngaphambi kwalokho thathani umnikelo wenu. Nxa liza kuthatha umnikelo wenu, kuthiye ngizathatha ingoma yenu yokuqala, futhi-ke libe lomnikelo wenu wantambama, futhi-ke liqhubeke ngengoma yenu yesibili, futhi-ke liye ngayo. Khona-ke makuthi ingoma yenu yokucina lapha, makuthi ingoma yenu yokucina, bona, ibe ngeyokubiza umalusi. Futhi masinya lapho leyo ngoma yokucina ihlatshelwa, vumelani i-organi iqalise ngokukhalisa isingeniso senu. Umalusi wenu aphume. Bona, yonke into isohlelweni, wonke umuntu uthule, akula okunye okuya kukhulunywa. Umdikoni wonke endaweni yakhe yomsebenzi, umalusi ame lapho, aphume. Abingelele umbuthano wakhe, avule ebhukwini lakhe futhi athi, lobo busuku sibala ukuvela eBhayibhelini. Bona, emva kokuba esekwenzile, sibala ukuvela eBhayibhelini. Futhi kuyinto enhle kwesinye isikhathi nxa usithi, ekuhlonipheni ilizwi likaNkulunkulu, kasiphakameni ezinyaweni zethu lapho sibala ilizwi. Bona, khona-ke bala, lobo busuku ngibala kuvela ebhukwini lamahubo, kumbe loba yini okuyikho, kumbe loba uvumele omunye akubale, umhlabelisi kumbe umncedisi, omunye umuntu lapho kanye lawe, makuthi akubale loba yini lapho okuhle khona. Nxa ungazibalela sibi sakho, nxa ungenelisa, khona-ke kubale kanje. Khona-ke thatha isifundo sakho. Bona, kulezo sikhathi esingako usiqedepho semizuzu engamashumi amathathu ngalezo sikhathi, lapho sokuphosa kube ngelesificaminwembili nta, futhi kusukela ngelesificaminwembili kusiyaphose ikoda kuze kube ngelesificaminwemunye kwenye indawo phakathi kwemizuzu engamashumi amathathu lamashumi amane lanhlanu. Beka ilizwi lelo phakathi lapho njengalokho umoya ongcwele alinikeza lona kuwe. Bona, kanjalo libeke nje khona lapho ngendlela athi kwenze ngayo. Bona, ngaphansi kogcobo. Khona-ke wenze ubizo lwakho lwe-altare uthi, nxa loba ngubani lapha kuleli bandla ongathanda ukwamukela uKristu njengomsindisi, siyakucela, siyakunxusa ku-altare. Khona manje sukuma nje ngezinyawo zakho. Bona, futhi nxa kungela omayo othi kungaba khona loba ngubani lapha oselungiselele ubhaphathizo, osevele waphenduka futhi ufuna ukubhaphathizwa emanzini ekuthethelelweni kwezono, nxa befisa ukubuya, siyakunika ithuba manje. Ungabuya lapho i-ogani ilokhu isakhala. Yabona, akula muntu obuyayo. Uthi khona-ke kungaba khona loba ngubani lapha lo ongakaze emukele ubhaphathizo lukamoya ongcwele futhi engafuna ukwenza njalo lobu busuku, ongafuna simkhulekele. Awu, mhlawumbe omunye uyabuya. Khona-ke ababili kumbe abathathu mababeke izandla phezu kwabo babakhulekele, babathumele khona ngemuva phakathi kwamanye amakamelo, omunye phakathi lapho kanye labo, babalayile kwenye indawo ukuthi bafike kanjani obhaphathizweni lukamoya ongcwele. Ibandla lonke likhatshana labo. Nxa loba ngubani esiza ukuzo efuna ukwamukela uKristu futhi emile lapho ku-altare ukuzokhulekelwa, yenza eyakho, bavumele bakhuleke. Futhi lapho bekwenza nje othi, khothamisani amakhanda enu manje, siza kukhuleka. Futhi uthi, uyakholwa. Nxa loba yiphi into encinyane ezaphumisa ibandla, loba ngayiphi indlela lakancinyane, bathumeleni ekamelweni lokukhuleka futhi ungene phakathi labo. Kumbe thumela omunye umuntu phakathi lapho kanye labo futhi uvumele ibandla liqhubeke lisiya. Bona, kanjalo awuzange ubabambelele loba ngaphi-ke. Bona, futhi-ke lapho ngaphambi phakathi kokulutshwane, khona-ke nxabe esithi nxa loba ngubani esiza, khona-ke wothi kungaba lomunye ongathanda ukugcotshwa ngamafutha lobu busuku ngenxa yomkhuhlane wabo, siyakhulekela abagulayo lapha. Awu ngizathanda ukukubona ensitha mfowethu Nevile. Awu ngibone ofisini bona omunye wamadikoni baza kuthatha bona. Futhi ngilenye into engingathanda ukuyitsho kuwe mfowethu. Awu omunye wamadikoni lapha uza kubona ofisini futhi siza kungiza kubona masinyazana emva kwenkonzo. Manje lapho siza kuma manje sesiphuma bona futhi awuzange wedlulise phose ihola lemizuzu engamachumi amane lanhlanu entweni yonke bona. Bona ihola lemizuzu engamachumi amathathu inkonzo yakho isiphelile. Kobele kuncinyane ukuchaya kokuphangisa oyakunika lokho okukwenzileyo wenze I futhi wonke umuntu usithisekile futhi ahambe ngekhaya esizwa kahle bona. Nga ungakwenzi khona ke uyabona nga uvumela bona utsho kahle bona kodwa bona yazi lokho kungaba iminyaka engamachumi amathathu lantathu kuli platform kini iminyaka engamachumi amathathu lantathu lomhlaba wonke jikelele. Uyafunda into encinyane kuleso sikhathi esingako ngeqiniso bona. Nga ungakwenzi ungcono uchiye ngakho ngibona ngiyafumana lokho manje nqa usebenza nje labangcwele bodwa ndoda ungahlala nje ubusuku bonke nqa ubufuna ukukwenza kodwa ubona awusebenzi labo khona kanye uzama ukubamba laba phandle lapha nampa labo obabambayo kumele usebenze enkundleni yabo bona futhi ungabaletheni phakathi lapha futhi ke yekela ilizwi libuye futhi ke bona akulanto engakhononwa nga kulenye into abafuna ukubona ngayo awu kulungile bathathe khona obangenise ofisini kanjalo kodwa ungabambi ibandla khona ke uyazi abantu bazaphakama futhi bathi awu ngiyakutshela kasibeni lo mhlangano wobufakazi omuhle bona kangitsho abacothozi kulokho ngitsho nje ukulitshela iqiniso ngitsho ukulitshela iqiniso bona sengathola imihlangano yobufakazi kaningi iyona kulokwenza okuhle kwesinye isikhathi bona iyakwenza sibili manje nxa omunye umuntu engaba lobufakazi obuthisa bhenge isikhathi semvuselelo liyazi liba lemvuselelo enzakalayo liyazi umhlangano futhi omunye wasindiswa futhi efuna ukukhuluma ilizwi awu busisa uNkulunkulu umyekele ethule umphefumulo wakhe uyabona nxa efuna ukwenza lokho bona ngesikhathi nje semvuselelo uthi ngifuna nje ukuthi bonga inkosi ngalokho angenzele khona wangisindisa iviki edluleyo futhi inhliziyo yami iyavutha ngenkazimulo kaNkulunkulu ukubonga kakube uNkulunkulu ahlale phansi amen lokho kuhle qhubekela phambili bona lokho kulungile kodwa lapho usithi manje kuya ngubani olandelayo manje asizweni ilizwi lobufakazi manje nqa lo mhlangano beka eceleni ubusuku obuthile ngalokho bona eliza kukwenza lobo busuku ngolwesithathu ozayo ebusuku kulokuba nomhlangano omkhulu kokuza kuba umhlangano wobufakazi sifuna umuntu wonke ukuthi angene futhi kuza kuba umhlangano wobufakazi futhi ke lapho besiza endaweni okunika ubufakazi bala ilizwi oba lomkhuleko futhi ke uthi manje sinemezele lobo ibusuku bobufakazi ngakho eka abantu bafakazi okwalelo hola ukombe imizuzu engamachumi amane lanhlanu kumbe imizuzu engamachumi amathathu kumbe loba yini okuyikho futhi ke khona ke qhubekani kanjalo bona lokho engikuchoyo uthi ngicabanga ukuthi kuzasiza ebandla lakho kuzasiza yonke into ndawonye nxa ungakwenza ngaleyo ndlela manje ku sengiphuza ngakho bazalwane leyi ngolwazi lwami olungcono ngiyabona lokho okusenhlizweni yenu lokhu kungobungcono bolwazi lwami imibuzo eliyibuzileyo manje kusukela manje kusiya liyazi futhi nxa kungaba sengqondweni yenu oza kuthephu kuza lokho lalela ethephini nxa kungokwamadikoni abaphathi kumbe loba yini okuyikho ngakuthi ithephu ikhaliswe mayikhaliswe ebandleni phandle le nxa befuna ukuyizwa kulungile futhi lokho yibungcono bolwazi lwami entandweni kaNkulunkulu yaleli ithabhanekeli lapha ku-8th Lopeni Street
That's why I'm commissioning you brothers to carry this out.
Futhi iyo indlela engilithuma ngayo bazalwane ukuthi libuthathe lokhu ngaphansi kokukhokhela kwaMoya oNgcwele ngomusa wonke lothando. Itshengisa umusa wenu phambi kwabantu ukuthi lingamaKristu. Futhi umKristu akutsho ingane engafuqwa ngalapho loba ngapi. Lokho kutsho umuntu ogcwele uthando kodwa kanti egcwele uthando kuNkulunkulu njengalokho ayikho okwebandla. Bona lokho engikuchola.
Is there a question?
Kungaba kukhona umbuzo? Ithebu isiza kuphela lapha futhi ngilomunye umuntu ongilindeleyo phecheya isikhathi bani ayifanele abe lapho khona manje uyeza ngokwakhe kulungile mnumzane manje ngiyazi siyaphuma manje nxa kungasela loba liphi elinye ilizwi ha manje nxa kungasela asiphumeni
yes brother collins
yebo mfowethu collins kulungile awu bazalwane Ngithakazelele ukuba phakathi lapha kanye lani lobu busuku lo mfowethu Nevile la kumadikoni labaphathi lo mkhulu wesikolo sesonto lina lonke Siyathemba ukuthi inkosi iza kulisiza manje ukuthi liqhube inhlelo lezi zombuso kaNkulunkulu. Isizathu ngikhulume lokhu kungenxa yokuthi ngicabanga ukuthi likhulile kusukela ebantwaneni lisiya ebadaleni. Lapho sasengumntwana wakhuluma njengomntwana futhi waziswa njengomntwana, kodwa manje uyindoda, ngakho kasenzeni njengabadala endlini kaNkulunkulu siziphatha. Lokuhlonipha izikhundla zethu, lokuhlonipha iofisi yonke, sonke isipho inkosi esinikileyo asikubekeni ohlelweni, futhi sihloniphe uNkulunkulu ngezipho zethu lezikhundla zethu. Asikhulekeni. Baba osezulwini, siyakubonga wena lobu busuku ngalumbuthano ndawonye wamadoda abekiweyo emahofisini lapha okuqhuba umsebenzi wenkosi oqhutshwayo lapha eJeffersonville kuleli bandla. Nkulunkulu, isandla sakho masibe phezu kwabo, ubasize futhi ubabusise. Makuthi ibandla labantu bazwisise futhi bazi ukuthi lokhu kuyikwenza ngcono umbuso kaNkulunkulu, ukuze sibe ngabantu bokuzwisisa lokubakwazi umoya kaNkulunkulu, futhi sibe kwazi lokho okokwenza. Siphe khona Baba, siphumise manje ngezibusiso zakho, futhi makuthi umoya ongcwele usikhangele futhi usihole futhi usivikele, futhi makuthi sihlale sitholakala sithembekile endaweni yomsebenzi. Ebizweni likaJesu Kristu ngiyakhuleka, ameni.